okwenkazimulo yenkosi okulethwa phezu kwethu lamuhla ngokuthunyayelwa kwelizwi futhi liviki edluleyo bengingathi angizwa kahle nje kancinyane hatshi khona kanye ukuthi angizwa kahle kwakuyikuhlolwa okwakufanele ngikuthathe ukuhlolwa komzimba futhi lokho yikho elakuzwayo ukuthi ngangisesibhedlela kwakungenxa yokuthi ngahamba khonale ukuze ngingaze ngabuyela lokuhamba ngicapha umfula uyathatha okumayelana lesisu saphezulu futhi lesisu saphansi futhi kufanele bakwenze yonke imizuzu emlutshwane kumele ukuthi baphenduke futhi bathathe X-ray njalo. Kodwa kufanele ukuthi sikuthathe nxa sisenza inkonzo zaphesheya kolwane inyanga zonke eziyisithupha. Umfowethu Roberts labo abanye ngicabanga bathola ezabo zonke inyanga eziyisithupha kodwa angizange ngibe lokukodwa okweminyaka emine. Uhlupho kangithandi nje lawo mafutha ekhasta yiyo into kuphela futhi bathi akula okunye abangakupha kulalokho ngakho ngagula kakhulu lapho bengipha leyo nto liyazi ngalitshela embalini yempilo yami ukuthi leyo nto ingenza ngigule kangako futhi ngiyazonda nje ukuyithatha leyo nto futhi ngathi umngane wami udokotela Lomsa nxa akusela enye into futhi wathi angicabangi njalo mfowethu Branham. Oh, lapho lelo ninakazi lingena phaka lapho kanye le kwakhangeleka sengathi mhlawumbe ngiyengezelela kodwa kwakhangeleka njengekoda kwaku angaze ngibone okunenge okungako futhi nje ngibamba amakhala ami futhi ngivala umlomo wami kodwa ekucineni ngakuginya kodwa kathesi kukho konke ukuvivinywa lakho konke kwakho okudlulelapho ngifuna ukubonga inkosi ngokuhlolwa okupheleleyo ngapasa ikhulu elilodwa lamaphesenti ngingaya loba ngapha emhlabeni lapho engifuna ukuya khona ngabuza odokotela ababe bathathu abayizingcwethi ukuthi ngicabanga eluyivile futhi ngababuza ngathi ngingabe ngigogeke phose amaphesenti alitshumi wathi awula ngitsho ukugogeka lokukodwa wathi uphilile okupheleleyo yonke indlela futhi ngilokubonga sibili kuNkulunkulu ngubani omunye okungavela kuye kodwa ubaba wethu osezulwini bona ngokuba ngaleyo ndlela futhi wathi ezakho konke ukugeleza kwakho kuyatshengisa phakathi lapho wena umutsha wathi izakhi zezicucu zegazi lakho azikaqali ukuvuthuka kumbe loba yini wathi usesimene esihle sibili mfowethu Branham futhi ngathi awu ngiyathokoza kakhulu futhi naba lethuba lokukhuluma ngifakaze kumongikazi wonke kuleso sibhedlela lo dokotela wonke embusweni kaNkulunkulu futhi lomunye udokotela othile ngicabanga umele ukuba lapha lamuhla ekuseni futhi ngiyathokoza ukwazi ukuthi lo kusasela amadoda alungileyo kulumhlaba amadoda aqotho amadoda angangithatha okwensuku ezinhlanu ngokuhlolwa okomzimba lokho mhlawumbe okungagijimela kwamabili kumbe amathathu ekhulu lamadola kokukodwa lapho sengiqedile bathi kungumnikelo wethu emsebenzini wenkosi lo owenza bo yebo kungelangitsho wathi ngani uyasenza siyangeke ukusibuza ukuba kulesikweleti ngithi wathi imi ikhuleko yakho nje kithi futhi ngaphakathi but sithola into ehamba-hamba leyo esingeke siyizwisise futhi ngathi thina akukhangeleki ukuba wathi ngaphandle kawethuki kumbe ukuphambaniseka kodwa wathi ngaphakathi kulokuhamba-hamba esingakuzwisisiyo ngathi uba ungahlala phansi nje lapho okwesikhatshana nje ngiza kukutshela futhi ngaya ngakhuluma ngemibono kwakungesinye isigaba kuwo babengazi lutho ngayo ngabatshela ngebhayibheli khona-ke ngabatshela ngombono lo inkosi eyangipha wona nje ngolunye usuku futhi bakhala njengengalo bahlala nje lapho ukuthi bakhala futhi ngathi ngithemba ukuthi ngalingithathe njengohlanya lwezenkolo oluthile kumbe okunye wathi ngithola kancane mfowethu Brana ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yami yonke wathi kodwa nje into eyodwa engifuna ukuyikhuluma awuyi esikolo ukuyafunda izinto lezi wathi ngiyakholwa ukuthi zivela kusomandla uNkulunkulu futhi labo kwakungabela abathathu ababalulekileyo eLouisville abangcono ababela futhi khona ngajabula ngalokho futhi ukwazi ukuthi mhlawumbe inkosi ingivumele ukuhlanyela imbewu lawo umongikazi ngamunye ngakhuluma kubo bona ngeyinye ekuseni ngiphuma phakathi kwekamelo le x-ray ngathi ngakhangela kumfazi omdala ohawulayo wayegula sibili futhi ngaqhubeka ngisehla phansi ngaze ngafika kuye ngacabanga ukuthi engabe sifa futhi ngathi ngifuna ukukubuza umbuzo dadewethu wathi yebo nomzana ngathi ungumkristu na futhi wasesithi ngingowebandla elithile futhi ngathi ngifuna ukwenza lokho kube soba nje kancinyane ngathi ngifuna ukuba kwazi uba ungumkristu umkristu sibili ukuze nxa ungedlula lolu lwandle lwempilo usiya kwelinye ilizwe uyamthanda na ngathi ungabe usindisiwe sibili na futhi wathi yebo nomzana ngisindisiwe futhi ngathi uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho ke kungenani ukuthi umoya uvunguzela nga ulungile ke ingqe kuphela uhamba njengalokho futhi nqanje singabhoda saselabantu abane abalungileyo abasasekhona emhlabeni manje lamuhla ngingene phakathi ngilombono engizalitshela wona mbayimbayi futhi ngizathanda ukukhuluma kuqala ngokunye kwelizwi ngoba ngiyakholwa ilizwi liyafunakala sibili kathesi futhi ngiyathokoza ukubona uCharlie Cox futhi mfowethu umngane wami emile lapho ndawonye mfowethu angikwanisi ukucabanga Jeffries angisakwanisi ukucabanga ibizo lakhe abaningi benu abanye abazalwane abaligugu abavela eGeorgia abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe umngane wami omdala uBill ehlezi lapho ngiyakholwa kuyikho lamuhla ekuseni futhi abaningi futhi umfowethu ovela eGeorgia lapho abantu abangipha leyisuti liyazi leyo ngeyinye yamasudi amahle engake ngawagqoka kuzwakala nje kukuhle nje sibili futhi litsho okukhulu kimi lapho ngilitshela lokho okwenzakeleyo lezi nsuku ezedluleyo kimi ngizabona kungani ngicabanga ukuthi utsho okukhulu kimi manje ngiyakholwa nxa inkosi ithanda ngifuna ukulwisa impi ngamandla kulalokhu engake ngakwenza ngaphambili empilweni yami ngoba ngithola ukuthi kathesi kuyi ngoba ngingafa lamuhla lokho ngalikwazi ukuthathwa kwami ngemitshina yenhliziyo layo yonke into imihlobo elithupha ehlukene yama-x-ray yebo umzimba wonke opheleleyo yatshengisa ukuthi ngangise ngiphilile njengomuntu angaba yikho umuntu emhlabeni ngakho ngilokubonga ngalokho kodwa izinto zonke loba konke lokho futhi ngilokubonga lokuthokoza kuNkulunkulu ukuthi ngiyikho ukuthi ngiyakholwa ulokho engigcina enkonzweni yami kwakungeyisikho lokho angitshengisa khona nje kancinyane phambi kwalokho bona kwangenza nje ngathaba kakhulu manje ngicabanga lobu busuku kulungile ngani umfowethu oligugu ungomunye umuntu ongazifuneli okwakhe ngumfowethu nevile futhi nxa abanye benu bebelapha isonto edluleyo futhi bezwa lowo mbiko omangalisayo awulethayo phezu kophiso lwamafutha kwakubalu omunye wembiko ebalulekileyo engake ngayizwa wawuyilo umfowethu uneville awulethayo ngomoya ongcwele isonto edluleyo kulumhlambi wezimvu uNkulunkulu awubuthanisileyo ndawonye futhi nxa kungaba kukuhle kuthokozisa enkosini futhi lo mfo wethu uNeville lebandla ngifuna ukukhuluma njalo lobu busuku futhi ngiqale ukulandelana kohlelo lwe sithi ngomvulo ebusuku ngitsho isonto ebusuku langolwesithathu ebusuku langesonto elandelayo ukulandelana kohlelo lwalokho engufundileyo bengingasoze ngibe ngihlezi khona ngale esibhedlela kodwa babelungile kimi bangipha indawo okuphose kube ukugodwa kokuthathu kwenhlawulo futhi ke ngathatha nje amabhayibhile ami amabhuku ami futhi ngagoqa umbheda futhi ngahlala ngigogobele lapho futhi ngathatha wonke amabhayibhile ami lezinto zilele lapho futhi ngaba lesikhathi sibili baze baletha lawo mafutha ecaster phakathi lawo isikhathi sami esihle saphela khona lapho ngahle ngaphela ke kodwa mfowethu Pat ngangegula sibili leyo nto angeke nje ngime futhi kodwa ngangisiba lesikhathi esihle okwensuku zokuqala ezintathu kumbe ezine ngangisiba lesikhathi esihle futhi ngangifunda ebhukwini labase-Efesu oh lokhu kubekwa ndawonye kwebani futhi ngicabanga kuyinto enhle futhi nxa wena kathesi nxa ule bandla ohamba kuyo qhubeka phambili futhi ume endaweni yakho yomsebenzi kodwa nxa ungelalo ibandla futhi ungathanda ukuphendula ebusuku langolwesithathu ebusuku langesonto ebusuku ngizathanda ukuthatha lobo busuku ibhuku 1 lika-Efesu langolwesithathu ebusuku isahluko 2 sika-Efesu futhi langesonto elandelayo isahluko 3 sika-Efesu ukuhlela ibandla liyakwazi lokho engikuthola yikubeka esikhundleni futhi ngicabanga kuyikwakhiwa usiya phezulu kwebandla kanye ngiyakhuluma nje lokho kwabaza Branham Tabernacle futhi nxa omunye wenu lina bazalwane abathandekayo ngiyakwazi abanye benu ngicabanga bale mhlangano umfowethu omncinyane uphezulu eSellersburg futhi labehlukeneyo bale mhlangano manje khangela yona yimihlangano yemvuselelo ihambe kuyo bayizinceku zikaKristu amadoda amatsha ame esikhaleni abaphumileyo lapho lebandla labo lalandula iqiniso futhi lezinto ezinjalo bahamba basuka kiyo futhi uNkulunkulu wababizela inkonzo yebo nomzamo ngiyabuka umuntu angikwanisi ukucabanga ngisho lebizo lalomuntu kodwa ungumfo omncinyane olungileyo umfo okhangeleka emuhle futhi lomkakhe omuhle labantwana futhi umfowethu uJuni Jackson kube le mihlangano phansi la okungeyinye emangalisa inkezo enhle yomusa kaNkulunkulu futhi lapho besiba lemvuselelo emabandleni lihambe khona kibo ngoba leyo ngeyiyo into yokwenza ngoba kawukwazi ngabe kuyisoni esibuya elathini futhi ungafunzelele ukukhokhela lo muntu kuKristu lokho kuza kuba ngumvuzo wakho omkhulu ngaphesheya kolunye uhlangothi. Lokhu nje ikufundisa yokubeka ibandla ehlelweni lapho eTabernacle ngisiza lapho siqhubeke. Manje angizange ngilethe inkombalanga yami ngakho omunye uzafanele angikhangelele isikhathi. UDoc usehle wangitshengisa ulalo ngakho mfowethu ngakho kathesi awusoze ungibhatalise kakhulu ngakho kulungile. Awu manje lokho kuhle. Awu manje angikholwa linto ilungile okuqala. Ngakho manje kube njalo na manje lokho liyinkombalanga ihambe phambili okungcono sibili ke Doc. Uthe ugodle amapeni alitshumi ngosuku lwakhe lokuzalwa ukungenza ngizwe kuhle ngoba kulababili kumbe abathathu phakathi kwethu lana ngakho liyabona lapho engikhona phansi emgwaqweni kodwa lokho kakulandaba ngiyithola kancane kimi manje angisoze ngikhulume isikhathi eside kakhulu manje uba kulezi hambi emasangweni ethu ngeqiniso sifuna ukulamukela ngenhliziyo zethu zonke liyemukelwa sibili lapho kuleli Tabernacle elincinyane asila sakhiwo esikhulu usehlelweni kathesi ukuzakhela ngathi indawo enkulu kodwa nje leyi nje kungathi isigugile futhi sisazama ukuzakhela ibandla elihle leli hlalekayo lapho masinyazana lapho inkosi isivumela ukukwenza futhi abaningi benu lenza imizamo kulokho futhi sibili siyakuthakazelela lokho. Manje ngifuna livule lamuhla ekuseni ekubaleni kuSamuyeli wokuqala isahluko 8 futhi ngiqale nge asiqaleni ngendima 19 es 19 le 20 indima mhlawumbe okwesifundo esincinyane lokwendikimba futhi kates lapho lifumana futhi singaka siza ibala futhi ke sifuna ukuya emkhulekweni futhi kungaba lesicelo lamuhla ekseni futhi uthi ngikhumbule nje ekuhlanganeni kwenu kokucisha amaviki amabili edluleni kumbe amathathu lapho ngilomhlangano Chono si ganje lapho isavula umhlangano uqala eChatakwa mhla ka 6 kaThesi sikhangelele isikhathi esikhulu eMiddletown Ohio lina elilamakhefu enu abuyayo wozani futhi isihonqo esikhulu khona emfuleni lapho othile konke ukuthumayela elakela kuyo konke kuphezulu laphansi emfuleni abathumayeli ekuseni konke imini yonke lobusuku ngakho bonke bayabuthana ndawonye kwindawo yezihonqo enkulu enkulu ukwedlula iSilver Hill kanene futhi futhi ke indawo enkulu lapho esingafaka abantu abaphakathi kwenkulungwane eziyisificamunwembili lethumi futhi kuhlezi kugcwele phambi lesikhathi esihle eOhio futhi umfowethu Keith omdala engahamba ukuya khulekeni ngeyinye ikuseni ngiyakhumbula lo ngilitshele amaviki amathathu edluleyo udokotela wamnika amahola angamashumi amabili lani ukuphila usevukile futhi uyahamba bahamba wacaphuna umbhalo ingoma ayengeke ayihlabeni futhi lapho ngingena phakathi futhi ngamkhangela ngeyinye ikuseni futhi naleyo shawele encinyane phezu kwakhe ngasuka lapha phose amahola amathathu kumbamane lingakaphumi ukuze ngenelise ukufika kuye bathi wayeza kufa ngalolo suku imvukuzane yendlala yesinye kowesilisa futhi umkakhe omdala oligugu omncinyane wayewatsha okwamasenti angamashumi amahlanu ngosuku lokho kungakasi kwaze kwaba emva kobusuku okwamasenti angamashumi amahlanu ukugcina indoda yakhe isenkundleni njengomthumayeli wathumayela imvuselelo yamaviki amabili wathatha umnikelo wathola amasenti ayisificamunwembili kodwa ngibabonile behlezi lapho ngenye ikuseni bona ababili abancinyana ababili abadala ababili abancinyana bengitsho behlezi lapho futhi beshaweli yakhe encinyane emahlombe akhe futhi omunye wabaphendukayo bakhe iminyaka engamashumi ayisificamunwemunye lambili ubudala ehlakaniphile nje lokukhalipha futhi umphentekosti ngokujulileyo futhi ngihlezi lapho liyazi futhi ngathi liyazi ukuthi lina bantu abadala elihlaleleyo lapha kuyini lilindele nje isikepe ukuthi sibuye yikho kuphela umsebenzi wabo konke abaphumelele ukukwenza injongo abaphumelele ukuyenza futhi sebelungele kathesi ukuya emvuzweni wabo futhi ngathi kumfowethu Chef lokho kumfowethu Kidson Kid ngaleyo kuseni uzakuba usemhlanganweni waseChatakwa ungifonele izolo wathi ngiza kuba ngikhona mfowethu Prana kuhle nje ubunenge bemihlangano evela enkonzweni yami entsha engenayo umfowethu weBaptist emile lapho indodakazi yakhe uNtanga ubengathi ulihlongandlela futhi yamtshela yena ngiyakupha indodakazi yakho okwenkosi uJesu ngeyinye ikuseni futhi lapho esiya ngekhaya usindisiwe futhi omunye la lamuhla ekuseni ukubhaphathizwa lokuqhubeka esiya phambili futhi indoda umnu Sothman umngane wami ovela eCanada umamazala wakhe usesimeni sokufa wathi uzafumana umamazala wakho lapho ufika khona ephilile endleleni yakhe yokuba ngcono kulungile yiyo nje indlela okwaba yiyo futhi nje abantu nje bengena kusebuntwaneni bakho nje kathesi uhamba kodwa sikhangelele okwedlulisileyo okuningi ngaphezu kwakho konke sisesikhathini esibi lensuku zokucina kodwa eholeni eliyinkazimulo manje sesilawo amabhayibheli ekubaleni isahluko 8 sikaSamuel futhi ngithembise uJean ukuhlala ngemuva ngale ukurekhoda okunye kwalokho bese siqala nje uku emhlanganweni wethu kodwa abantu bala ukulalela ilizwi likaSamuel futhi bathi hathi siza kuba lenkosi phezu kwethu ukuthi sibe njenge isizwe zonke izizwe futhi lokuthi inkosi yethu isahlulele futhi iphume phambi kwethu futhi ilwe izimpi zethu. USamuel wezwa wonke lawa mazwi abantu futhi wawalandisa endlebeni zenkosi. Futhi inkosi yathi kuSamuel, lalela ilizwi labo futhi ubenzele inkosi. Futhi uSamuel wathi kubantu bakwa-Israyeli, hambani umuntu wonke edolobheni lakhe. Manje nxa ngingazama ukukhetha kulokhu lamuhla ekuseni, lokhu engiza kubiza ngokuthi isifundo okwemizuzu emlutshwane elandelayo, ngizathanda ukukhetha isifundo sokuthi inkosi elahliweyo. Kwakuyisikhathi leso njengasezikhathini zonke ukuthi abantu abakaze bafune uNkulunkulu ukuba abakhokheli, bafuna indlela yabo yokukhokhela. Futhi lindaba lamuhla ekuseni, futhi lapho usiya ekhaya la kuza kuba kuhle kini ukuyibala yonke ize iye phela. Kwakuyisikhathi esezinsuku zikaSamuel, umuntu kaNkulunkulu, umprofeti, futhi wayengumuntu olungileyo, futhi umuntu omuhle, ohloniphekayo, oloduma, oqinisekileyo, lothembekileyo nabantu, engabakhohlisi futhi engabatsheli lutho kodwa ngokuqondileyo. Itsho kanje inkosi.
But the people had come to a place where they wanted to change this program.
La ababefuna ukutshintsha khona lo Philistines and the babe khangele amaFilistiya futhi lamaAmaleki, amaAmori, amaHiti lezinye izizwe zomhlaba. Futhi babe bonile ukuthi babe lamakhosi ayebabusa futhi ababe lawula futhi ebahola futhi esilwa izimpi zabo lokunjalo. Futhi lokhu kwakhangeleka ukuba u-Israyeli wayefuna ukuzifananisa njengalawo amakhosi futhi la nje ngalaba bantu, kodwa akukaze kube njalo loba yisiphi isikhathi injongo kaNkulunkulu ebantwini bakhe ukuthi benze njengabantu bomhlaba kumbe ukulawulwa kumbe ukubuswa njengabantu bomhlaba. Abantu bakaNkulunkulu njengezikhathi zonke ngabantu abangajwayelekanga, abantu abehlukileyo, ababizelwe phansi, abehlukanisiweyo futhi ngakho kodwa behlukile ekwenzeni kwabo, endleleni zabo, endleleni zabo zokuphila kulalokhu abantu bomhlaba abalakho. Ukukhwabitha kwabo izinto lakho kuthi ukwenziwa kwabo okuyikho bekuhlezi kuphambeni lezinto abantu bomhlaba abazifisayo. Futhi abantu bako-Israyeli beza kuSamuel futhi bathi, manje ususiba mdala futhi amadodana akho awahambi endleleni yakho, ngoba babengaqinisekanga njengoSamuel, babesamukela umvuzo wokuthenga nabathatha imali. Futhi bathi, Samuel, abafana bakho abanjengawe, ngakho sifuna uphume futhi uzidingele inkosi futhi umgcobe futhi usenze abantu abanje ngabanye abantu basemhlabeni. Futhi uSamuel wazama ukubatshela ukuthi lokhu akuyi kusebenza. Wathi, nxa usenza lokhu, into yokuqala yazi uzathola ukuthi uzabiza amadodana akho wonke ekhaya lakho futhi enze amasotsha ngabo ukugijima phambi kwezinqola zabo futhi bathwale izikhali lemikhonto. Hatshi lokho kuphela, kodwa uzabiza amadodakazi and ukubenza abapheki besinkwa futhi abasuse kuwe ukuyapha amabutho ukudla. Futhi wathi, ngaphandle kwakho konke lokho, uzathatha umthelo kini owamabele lakho konke okutholayo. Uzathatha umthelo kukho konke kwakho lokho ukwenza izikwelede ezithile zikahulumeni lokunjalo. Lezo okuzamele zibhadale. Wathi, ngicabanga ukuthi wena ngakho konke wenza iphutha. Kodwa lapho abantu bathi, kodwa silokhu sifuna ukuba njengabanye abantu. Kulenye into ngamadoda labafazi ukuthi bafisa ukuba bafanane, futhi kube lomuntu kuphela oyedwa owake waphila emhlabeni. Lo owaba isibonelo sethu, futhi lo nguye owasifelayo sonke, iNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu. Waye isibonelo esipheleleyo kwalokhu esifanele sibe yikho izikhathi zonke, esemsebenzini kaBaba futhi esenza lokhu okulungileyo. Futhi kungelandaba ukuthi uSamuel wayezama kanganani ukubancenga abantu, babemlanda kokuphela imini lobusuku. Sifuna inkosi, sifuna indoda, sifuna indoda esingathi lo ngumholi wethu. Futhi lokhu akukaze kube yintando kaNkulunkulu, akukaze kube yintando kaNkulunkulu, kumbe akusoze kube yintando kaNkulunkulu ukuba umuntu abuse omunye umuntu. UNkulunkulu ubusa phezu komuntu. UNkulunkulu ngumbusi wethu, iNkosi yethu.
And it's a very, very much of a
futhi kungenkulu enkulu sibili ingozi yalamuhla, ngoba umuntu ukhangeleka elomqondo ofanayo. Bakhangeleka bengakwanisi ukukubamba ukuthi uNkulunkulu ulokhu ebusa umuntu kulokuthi umuntu abuse umuntu.
So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish.
Ngakho bazikhethela indoda ethiwa nguSawuli, okwakuyindoda kaKish, futhi wayeyindoda elodulo, indoda ehloniphekayo. Kodwa wafanela abantu kahle nje, ngoba wayemkhulu, emude, eyisikhulu isimo sendoda. Umbhalo uthi wayelikhanda lamahlombe ukwedlula loba yiphi indoda ko-Israyeli. Wayekhangeleka njengenkosi, futhi wayemuhle ebusweni bakhe. Wayeyindoda ehlakaniphileyo, futhi indoda ebalulekileyo kakhulu.
Now that's the kind of man that the people like to choose today.
Manje lolo luhlobo lwendoda abantu abathanda ukulukhetha lamuhla. Abantu abakhangeleki besithiseka ngendlela leyo uNkulunkulu abeka ibandla lakhe ukulawulwa lokubuswa ngumoya ongcwele. Bafuna umuntu, enye indoda, enye inhlanganiso yesonto, abantu abathile ukubusa ibandla ukuthi kabenelisi ukuziphosela ngokugcweleyo esandleni sikaNkulunkulu ukuba ngabakamoya, ukukhokhelwa ngumoya ongcwele. Bafuna umuntu oza kubenzela inkolo yabo, umuntu oza kubatshela nje ukuthi kwenziwa kanjani lamayelana ngakho konke. Ngakho lumuntu wakhangeleka efanele lindawo khona kanye, ngoba waye indoda ekhaliphileyo sibili. Futhi khona kufana njengalamuhla, sithanda ukukhetha abantu abanjalo lathi ukubusa amabandla ethu, ukubusa ibandla likaNkulunkulu. Akulalutho engingalutho ngimelana lapho, kodwa nje kuphela ukwenza umcijo ukuthi akunjalo, kwakungenjalo, futhi akusoze kube intando kaNkulunkulu kokunjalo ukwenzakala. UNkulunkulu ubusa abantu bakhe, ukubusa umuntu ngamunye. Khona-ke siyathola ukuthi lindodana kaKishi indoda enkulu futhi isimo sakhe futhi elakhe wayekhangeleka ehambelana labantu ukuthi irogwe lakhe phezu kwakhe lalizakhangeleka lilikhulu futhi umqele ekhanda lakhe khona ngaphezulu kwabanye bonke abantu lapho ehamba wayeza kuba isitsha esiqotho embusweni ka-Israyeli ngoba amanye amakhosi ayesenza abezinye izizwe babezacabanga khangela indoda bani babezakhomba kanjani umunwe wabo futhi bathi khangelani la yinkosi bani enkulu esilayo khangela indoda bani enkulu ephezu kwethu. Futhi kuyadanisa ukukuthi kodwa kuliqiniso elinganani lamuhla ngebandla bayathanda ukuthi umalusi wethu akasuye muntu olomqondo omncinyane ungumuntu omkhulu ungumqeqeshi ovela eHartford kumbe esinye isikole sesayensi yezenkulu ulama degree amane aphuma kwethile lethile indawo futhi uyazixubanisa kuhle phakathi kwabantu. Konke lokho kungabe kulungile futhi kube le ndawo yakho kodwa indlela kaNkulunkulu ngebandla lakhe yikukhokhelwa ngumoya ongcwele futhi ngomoya wakhe. Kodwa bayathanda ukukhuluma ukuthi silaleyi inhlanganiso yesonto enkulu esiyingenayo saqala emuva ensukwini zakuqala zokuhlahlandlela lapho sisase ngabayingcosana abantu abalutshwane nje sibili labancane futhi kathesi sesikhulile kwaze kwaba yindawo sesiphakathi kwinhlanganiso zamasonto ezinkulu ezikhulu. Silezikolo ezinhle sibili futhi labathumayeli abafunde kakhulu sibili. Silamaxuku agqoka kuhle sibili futhi abantu abakhaliphileyo kakhulu bedolobhu bangena inhlanganiso yesonto yethu futhi siyanikela kwezoncedo futhi senza izenzo ezinhle futhi lakho konke okunjalo futhi akula lutho lakancane uNkulunkulu angavumeli ukuthi ngikhulume ilizwi elilodwa elimelana lalokhu ngoba konke lokhu kuhle kodwa kulokhu akusikho ntando kaNkulunkulu ukuthi umuntu abuyise phezu komuntu. UNkulunkulu wathumela ngosuku lwePentecost umoya ongcwele ukubusa enhliziyweni zabantu futhi abuse empilweni yakhe. Kwakungenzelwanga ukuba umuntu abuse phezu komuntu kodwa siyathanda ukukutsho lokhu kuyinto emangalisayo kakhulu lapho singathi singabe inhlanganiso enkulu ethile. UngumKristu na? Yiyo indlela engiwele phezulu kwalesi isifundo lapho ngisesibhedlela futhi ngangibuza oyedwa ungumKristu na? Ngingokuthile nokuthile. UngumKristu na? Ngingokuthile nokuthile. Futhi umongikazi omncane weza eceleni kombhedha lapho engambala khona iBhayibheli futhi wayengumongikazi omutsha esibuyeni futhi wathi kunjani? Wathi ngiyakholwa ukuthi ungumhlonitshwa Branham ulapha ukuzohlolwa umzimba. Ngathi nginguye. Futhi wathi ngingahlikihla umhlane wami kukwenze uzwe ngcono kancinyane ngokudakisayo futhi ngathi ungakwenza. Futhi lapho esahlikihla emhlane wami wathi yiphi inhlanganiso yesonto yebandla olingenayo? Futhi ngathi oh ngingena inhlanganiso yesonto endala leyo ekhona. Futhi wathi inhlanganiso bani leyo? Ngathi yileyo eyahlelwa ngaphambi komhlaba ungakahlelwa. Futhi oh wathi ini? Ngangikholwa ukuba ngiyakwazi nje lokho. Wathi ngingowebandla elithile. Kungabe kuyileyo inhlanganiso na? Ngathi hatshi mama, lokho kwakuphose kube yiminyaka engamakhulu amabili edluleyo leyo nhlanganiso. Kodwa linhlanganiso yaqalisa lapho inkanyezi zobusa zahlabela ndawonye lamadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo lapho bebona ukubuya komsindisi ukuhlenga abantu. Futhi nje wama ukuhlikihla umhlane wami futhi ngangikhotheme kancane ngale indlela ukuze ininakazi lenelise ukuhlikihla futhi Waye vela tuzane lase Corridor phansi la saqala ukukhulu futhi wat numza ngihlezi ngikhole ukuthi nga uNkulunkulu wake waba nguNkulunkulu lokho engoNkulunkulu lamuhla njengalokho ayehikho ensukwini zakudala what lanxa ibandla lami likuphika ngokusobala lokho kodwa ngiyakholwa ukuthi kuliqinisi futhi ngathi awukho khatshana lombuso kaNkulunkulu ntombazane wathi nxa wayengumsilisi kalokho engumsilisi na ngathi unjalo impela dadewethu kodwa umuntu ufuna ukubusa futhi abuse phezu komuntu futhi umuntu ufuna ukubusa phezu kwakhe akafuni ukuba uNkulunkulu abuse ngakho lindodana kaKish uSawuli ngebizo wayeyimpendulo kulokho ababekufuna indoda enkulu elesimilo sobukhosi futhi le wayebakhokhelela empini zabo lokunjalo kodwa kunjalo kwakungayisiyo indlela kaNkulunkulu yokwenza ngayo izinto uNkulunkulu wayefuna umprofeti wakhe othembekileyo omdala ukuba aqondise futhi akhulume amazwi akhe kubo manje lamuhla esikhathini sebandla lethu elikhulu esiphila kuyo thina ngicabanga futhi ngiyakholwa lokho ngenhliziyo yami yonke ukuthi sesikhambe khona nyovani kulokhu uNkulunkulu asigcobele khona ukuthi sikwenze amazwi okugcina omsindisi wethu aye kuMarko 16 wathi hambaniye emhlabeni wonke futhi lichumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo lo okholwayo futhi abhabhathizwe uza kusindiswa lo ongakholwayo uza kulahlwa futhi lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo ebizweni lami bazakhupha odeveli bazakhuluma ngolimi olutsha futhi nxa bona beza kuphatha izinyoka kumbe benathe izinto ezibulalayo kazisoze zibalimaza futhi nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baza kusila akula muntu akula ndodana kaKish kumbe akula omunye njalo ongaveza lokhu ngaphandle kokukhokhela kukamoya ongcwele kodwa senze izikole senze amaseminari futhi senza izinhlanganiso ukusuthisa lokukhangeleka njengabanye abasemhlabeni
now the holy spirit used to be the leader in this nation
manje umoya ongcwele wawuvame ukuba ngumkhokheli kuleli lizwe lesi sizwe sasivame ukulawulwa lapho singemuva lapho bebhala isimemezelo senkululeko futhi lapho kwakulesinye isihlalo esasihlezi lapho akula ngitsho ithonsi elilodwa lokuthandabuza engqondweni yami kodwa lokho ukuthi indodana kaNkulunkulu yayihlezi etafuleni leyo lapho isizwe lesi sizwe sasisekelwe phezulu kwezimiso zenkululeko yenkulu futhi lenkululeko kubo bonke futhi laphezulu kwezisekelo zelizwi likaNkulunkulu laphakade kodwa sesawonakalisa lokho ipolitiki sesavotela abantu phakathi lapho ngaphansi kokuthenga lokuthengisa futhi lezithembiso zamanga kwazi isizwe sethu lepolitiki zethu futhi lokubusa kwentando yabantu kungcolisiwe kuze kwelukane ndawonye lesikhomanisi layo yonke imihlobo yezijobelelo futhi izikhathi eziningi siyabiza ekuhlanganeni kokuthi sikhulele lapho umanyano wezizwe uhlangana futhi lapho kumbe ukuba loku khulumisana futhi kokugodwa ukuthi isikhathi esikhulu kathesi nje kwakungela ngitho isikhathi sinye esabizelwa umkhuleko siza kuqeda njani ukwehlukana kungela ukukhuleka singakhangelela njani emhlabeni wonke ukwenza loba yini kungela ukukhokhela kuka moya ongcwele kodwa ngivumeleni ngikhulume lokho ngothando lenhlonipho elizweni leni laseflaginyana futhi le republic eliyimelayo sesilahle umkhokheli wethu umoya ongcwele futhi lokubola kwepolitiki sokulethe phakathi amadoda alengqondo eziphambukileyo futhi nxa ungakhanyeli baza kwenza enye yamaphutha amakhulu abangakazi bawenze khona kathesi kungenxa yokuthi abantu bafisa abantu ukuthi babuse lokho esikufunayo esigodlweni sale-United States njengomongameli lokho esikufunayo kuCongress lokho esikufunayo emahholi ezomthetho ngamadoda anikele izimpilo zabo kuNkulunkulu futhi begcwaliswe ngumoya ongcwele futhi bekhokhelwa ngokuqondisa kwakhe kobuNkulunkulu kodwa kulalokho sikhetha amadoda akhaliphileyo amadoda alezimo zobuNkulunkulu futhi belandula amandla kaNkulunkulu amadoda angakholwayo ukuba uNkulunkulu ukhona futhi kwezinye izikhathi okwedlulise lokhu sakuletha ezibangeni zethu zepolitiki zelizwe lethu hatshi lokho kuphela kodwa emabandleni ethu amabandla ethu asebolile phezu kwesisekelo sokuthi thina ekukhetheni abelusi bethu ukuthi besikhokheli sesihambe emaseminari futhi sakhetha amadoda ayiziqwaka ezikhaliphe kakhulu amadoda ahlakaniphileyo sibili engqondweni amadoda athole ukufundiswa futhi bangabaxubanisi abakhulu phakathi kwabantu futhi bangabantu abakhulu esigabeni lokho engingelalutho lokutsho ngakho amadoda alobubele endleleni zabo zokuhamba abalonanzelelo endleleni zabo zempilo futhi lokuthi baziphatha kanjani phakathi kwabanye abantu futhi laphakathi kwabantu amadoda amakhulu ezikhundleni zabo engingakhulumi lutho olubi ngabo uNkulunkulu ungavumeli ukuthi umoya wami ube mubi kangako kodwa kunjalo lokho akusikho lokhu uNkulunkulu azikhethela khona yikukhokhela kukamoya ongcwele uKristu enhlizweni zabantu iningi lalabo madoda akhaliphileyo abamayo kumapulpit ethu bayalandula ukuba khona sibili kukamoya ongcwele iningi labo liyalandula ukuba khona kokusilisa kukaNkulunkulu futhi lamandla kamoya ngangibala indatshana izolo ngiyakholwa kwakuyikho ukulandelana kokusikwe kumaphephandaba okuvela kuJack Cole umuyi uJack Cole omunye walabo abaphendukayo enkosini uJesu owayeliqawe elilamandla osukwini lakhe futhi wabuzwa phansi eFlorida ngoba wacela umntwana omncane ukukhupha insimbi zakhe zokuhambisa enyaweni zakhe futhi lokuhamba edlule kuplatform futhi phezu kokwenza njalo umntwana wahamba wadlula kuplatform ngokupheleleyo futhi wawa lapho efika kumama wakhe konke kungumjibila wesitha sikaKristu lumfazi omncane lomkakhe baletha umfowethu oliqawe emithethwandaba yelizwe futhi lapho lonke ibandla lalifanele ngabe lama lomfowethu Jack lapho wonke umuntu webandla lo oqamba ibizo likaJesu Kristu wayemele ame eceleni kwakhe ngobuqawe wonke umuntu obiza ibizo lenkosi uJesu kwakumele bawe emadolweni abo emkhulekweni kodwa kulalokho izihloko zamaphepha omunye wezinhlanganiso zamasonto ezinkulu wathi bahlanganisa izandla labalandula ukuthi uNkulunkulu ukhona ukucala ukubopha umfowethu Jack Cole
a church calling themselves
ungacabanga ibandla lizibiza ibizo likaKristu lingahlanganisa izandla labalandula ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ukucala indoda elobu uNkulunkulu oyezama ngenhliziyo yakhe yonke ukumela iBhayibheli kodwa abakwenzi. Futhi ke umfowethu Gordon Lindsay weza walamula. Futhi lapho uMahluleli ongakholwayo wathi lindoda iyadlelezela ngoba wathatha izinsimbi kulowo mntwana futhi wamhambisa phezulu kweplatform futhi wathi wasiliswa futhi waqamba amanga futhi wenza into ephikisana lezilayezo zikadokotela. Ngakho-ke wayele ndaba yokudlelezela emelana laye. Futhi uMnumzana Cole waphakama futhi wathi, "Mnumzana, ngiyeyisa leso sitho." UNkulunkulu wasilisa umfana futhi uMahluleli wathi, "Ngizabuza loba ngubani kulumthethwandaba uba isitho leso singaba liqiniso ukuthi uNkulunkulu engasilisa umfana lo kwesinye isigaba seplatform futhi amvumele agule kwesinye isigaba. Nga leso sitho singafakazwa ngeBhayibheli, khona-ke ngithi uMnumzana Cole ulelungelo lesitho sakhe." Futhi uMtshumayeli waphakamisa isandla sakhe futhi wathi, "Mhlonitshwa Mnumzana, ngingakutsho lokho." Futhi uMahluleli wathi, "Kutsho khona." Futhi uMtshumayeli waphakama ezinyaweni zakhe futhi wathi, "Ngobunye ubusuku elwandle luvunguzayo lapho isikepe esincane sesizatshona siye phansi, wonke amathembo okusindiswa ayengasekho babona uJesu indodana kaNkulunkulu esiza ehamba emanzini. Futhi omunye wabapostoli ngebizo likaPetru wathi, "Ngalo kunguwe Nkosi, ngibize ngibuye kuwe emanzini." Futhi wathi, "Inkosi yathi, umpostoli uPetru, woza." Futhi waphuma phandle kwesikepe Mnumzana ehamba nje kahle njengalokhu uJesu ayekwenza ehamba phezu kwamanzi. Kodwa lapho esesaba waqala ukutshona engakafiki kuJesu. UMahluleli wathi, "Indaba isiphelile." Sifuna ukukhokhela kukamoya ongcwele, hhayi amadoda akhaliphileyo.
Saul
indodana kaKish wenziwa induna phezu kwabantu futhi wathatha amadoda azinkulungwane ezimbili futhi uJonathan wathatha inkulungwane futhi uJonathan wahamba phansi emabuthweni futhi wachaya ixuku lama-Amoni ama-Amoni bengisitsho. Futhi lapho esebachayile uSaul wakhalisa uPhuli futhi wathi, "Liyabona lokhu uSaul akwenzileyo." Waqala ukuzikhukhumeza khona nje masinya umuntu angaba ngudokotela omkhulu wezenkulu kumbe athole into encane ngemuva kwebizo lakhe uba ngobunenge kumbe ngobulutshwane ngusiyazi. Amadoda kaNkulunkulu ngamadoda athobekileyo. Abantu bakaNkulunkulu bathobekile lapho ubona umuntu othi wamukele umoya ongcwele futhi aqale ukuzehlukanisa kungathi akala khona ehambahamba ezama ukuba ngenye into angayisiyi. Khumbula nje abemukelanga iNkosi uJesu. Khona-ke siyathola ukuthi isitha sangena phakathi futhi wayeza kuza exokwini elincane labantu bakaNkulunkulu futhi wayeza kukhuphela phandle ilihlo lokunene lawo wonke umuntu. Yikho lokho isitha esihlala sizama ukukwenza, yikukhupha amehlo womabili nxa engenelisi ukuze kuthi abantu bengaboni lokhu abakwenzayo. Yikho lokhu uSathane azama ukukwenza lamuhla kuwo wonke umKristu, ukukhuphela phandle ukubona kwakhe kukamoya ukuthi alandele kuphela ukukhalipha kwezinto zengqondo futhi hhatshi okomqondo kamoya ongcwele omkhokhelayo. Ngakho ke lapho besenza lokho lapho ukunqotshwa okukhulu kufika khona ke uSawuli wanquma inkabi ezinkulu ezimbili wazithumela ebantwini bonke but ngiyafisa ngabe lingananzelela lapho uSawuli ethumela iziqa zenkabi ku-Israyeli wonke futhi wathi akuthi wonke umuntu ongasoze alandele uSamuyeli loSawuli makuthi yena linkabi abe njengalokhu. Yabona ukuthi wayekhohlisa kanjani ezama ukuzibambanisa kanye lo muntu kaNkuluNkulu ukuthi kwakungela isiKristu kanganani. Ukwesaba kwabantu kwakungenxa kaSamuyeli kodwa uSawuli wabenza bonke bamlandela ngoba lokhu abantu babemesaba uSamuyeli mabalandeli uSamuyeli loSawuli futhi kukangaki lamuhla sikuzwa khona silibandla elikhulu silibandla likaKristu silibandla likaNkulunkulu singeli elithile lelithile kwenza abantu babe lokwesaba futhi bacabange ukuthi lokho yikho lapho uNkulunkulu asebenza khona futhi kabafuni inkokheli kamoya ongcwele kungaba ngcono balandele abantu njengalokhu ngoba bathanda ukuziphilela impilo zabo bathanda ukukholwa lokhu abafuna ukukukholwa. Liyakubona umoya ongcwele ngumahluleli wenu. UNkulunkulu akazange asiphe upapa kumbe umbishopi kumbe omunye umuntu ukuba ngumahluleli. Umoya ongcwele ubuntu bukaNkulunkulu esimene sikamoya ongcwele ungumehluleli wethu lomholi wethu. Manje ngani kunjalo? Ngicela lixolele lesi esiluhlaza isitho esiluhlaza kangako. Angikukhulumeli ukuba mubi nje ngikutsho kuvela othandweni kodwa umoya ongcwele uthi akulunganga kwabesifazana bethu ukuquma inwele zabo futhi akulunganga kwabesifazana bethu ukugqoka okabhuduka namabhulukwe futhi lokucomba izindebe zabo lobuso ngempenda. Umoya ongcwele uthi kakulunganga kodwa sifuna amadoda abasitshela ukuthi kulungile ingqe kuphela silandele mina loSamuyeli bathanda ukuphila ensukwini eziyisithupha loba yipi indlela abafuna ngayo futhi bahambe ebandleni ngesonto ekuseni futhi lokhaliphileyo omuhle umqeqeshi wekholeji elama-degree amaningi engakhuluma kibo intshumayelo encane le eza ukusoma okulutshwane phakathi kwabo lokhu okuzaqumbaqumba indlebe zabo futhi kubabangele ukuba balibaziswe njengama-bayisikopu kumbe inhlelo zamathelevishini futhi batsho umkhuleko omncane phezu kwabo futhi babathumele ngekhaya belo hlobo lokusuthisela ukuzwa belondekile ukuthi benzile inkolo yabo. Lokho ayisikho intando kamoya ongcwele. Umoya ongcwele ufuna ukuthi uphile ngobuNkulunkulu nsuku zonke ngeviki lobusuku bonke lizehlukanisa ezintweni zomhlaba kodwa ibandla kalikufuni lokho.
They want some man who can interpret the
bafuna enye indoda engachasisa iBhayibheli ngendlela abafuna ukulizwa ngayo. Abasoze balalele elizwini likamoya ongcwele ekhuluma ngeBhayibheli. Abaningi babo bafuna ukuthi insuku zezimangaliso sezedlule yikho lokho okuqumbaqumba abantu. Bafuna ukuthi akula babhaphathizo lukamoya ongcwele. Abantu abafuni ukwenza okwahlukileyo kulalokhu umhlaba wonke okwenzayo. Abafuni ukuba sesitaladeni futhi bageze ubuso babo futhi amadoda alokubonakala okuhlanzekileyo futhi kungelagwayi emlonyeni wabo labo sigazi lezingidi lezinto amadoda azenzayo futhi abafazi bafuna inwele zabo ziqunyiwe. zaba zimfitshane sibili futhi futhi begqoke lezigqoko ezincane futhi betshengisa izimo zabo lezinto abazifunayo bafuna abantu abazabatshela lokhu kulungile. Khona-ke obunye ubusuku lapha kweza indoda ukungitshela ukuthi ngoba ngangitshumayele ngilisana lokunjalo ukuthi inhlanganiso yesonto enkulu phose ezinhlanu zazo zathi sizatshiyana lo mfowethu Branham futhi singabi lolutho lokwenza laye. Lingaphendukisa lawo mathepu futhi lixolise ngawo kumbe sizatshiyana lawo. Ngathi ngizakuma kanye lelizwi likaNkulunkulu. Nxa kungathatha yonke into esempilweni yami ngizahlala lelizwi futhi ngi wathi awu awungeke uphendukise ethile lethile ithepu. Ngathi angikaze ngitshumayele ulutho empilweni yami leyo engake ngaba lamahloni ngayo. Angiphendukisi lakancane amathepu kumbe amarekhodi. Ngihlala lalokhu umoya ongcwele akutshoyo, lokhu ngiphila ngakho futhi ngifa ngakho. Ngingazami ukutsho mayelana ngami kathesi, kodwa ngizama ukulipha umzekeliso walokhu okwenzakalayo. Ngakho lizabona futhi likuzwisise. Ngabantu abafuna ukukhokhelwa ngabantu. Babengamfuni uSamuel. Khona-ke phambi kokugcoba uSamuel inkosi kumbe uSawuli inkosi linxolela, uSamuel wabuya kubo njalo. Futhi ngizakhuluma nje ngolimi njengalokhu angabe wakutsho lamuhla. Lingakubala khona. Wathi, kuyini okubi ngonkulunkulu esiba yinkosi yenu? Awu, asimboni unkulunkulu. Awu, ngingummeli wakhe. USamuel wathi, ngake ngalitshela into engayisiyo na? Ngake ngaprofetha loba yini okungazange kugcwaliseke njengalokhu engathi kuzakwenzakala? Angikaze ngilitshele na ilizwi lenkosi? Futhi ngizalibuza lokhu. Ngake ngabuya kini futhi ngacela imali yenu? Ngake ngathatha ulutho kini? Ngake ngalilethela enye into kodwa oqondileyo itsho kanje inkosi? Futhi uNkulunkulu wakuqinisa sonke isikhathi ukuthi kwakuliqiniso. Futhi wathumela isiphepho somdumo lezulu. Liyawazi umbhalo lina khona la ukutshengisa ukuthi uSamuel wayeyisikhulumi sikaNkulunkulu. Futhi njengoSamuel emele ngokupheleleyo lamuhla umoya ongcwele. Umoya ongcwele isikhulumi sikaNkulunkulu. Ukhuluma khona kanye lokhu iBhayibheli elikutshoyo. Labo abakholwayo khona lokhu iBhayibheli elikutshoyo futhi bengasoze becezuke kulo lakancane. Kodwa babefuna omunye umuntu owayengabatshela okwahlukileyo. Futhi abantu babengelakutsho ukuthi siprofetho sikaSamuel sasingaphelelanga. Baphendula futhi bathi, Samuel, konke lokhu okukhulumileyo ebizweni lenkosi, inkosi ikwenze kwagcwaliseka njengo wakutshoyo. Akula ngitsho iphutha elilodwa. Awukaze ubuye kithi futhi wasicela okwemali yethu. Uyaziphilisa wena. Awukaze usicele ukukwenzela loba yini enkulu, into emangalisayo. Uthembele kuNkulunkulu wakho futhi ukukhululile ezintweni zonke. Futhi la mazwi akho aqinisile. Yonke into owayikhulumayo ebizweni lenkosi ibe njengalokhu owakukhulumayo. Kodwa lokhu sifuna inkosi. Liyakubona ukwahluka. Liyabubona ubuqili bukadeveli engasebenza emuntwini kulokuthi azinikele kumbe yena owesifazane kumoya ongcwele futhi alalele kulokhu itsho kanje inkosi eyiyo okwempilo emsulwa, isimilo esingangcoliswanga okwempilo eyahlukileyo, abantu abangaqondakaliyo, isizwe esingcwele. abantu abenza okungajwayelekanga. Kungaba ngcono bahambisane lomhlaba futhi benze njengomhlaba futhi baye ebandleni elinye. Kulungile lo, yenza nje njengalokho futhi uqhubekele phambili. Uyabona lokho okuyikho, but akulanto enjalo enjengokusilisa ubhaphathizo lukamoya ongcwele lwaluhlaka ebandleni. Ngamanye amazwi, khona-ke uNkulunkulu wathatha amadoda wakhupha umoya ongcwele phandle kwebandla futhi wavumela inhlanganiso yenkolo ikwakhe. Ngitsho akula lutho olunjalo. Umoya ongcwele ilizwi leqiniso wayeza kuhola uJesu aze abuye, kodwa yiyo indlela okwahamba ngayo. USawuli wangena ekubuseni yena omkhulu, wathola ukulandelwa okukhulu. Wayelezikhali ezinye, wayelabahlabeleli, wayelamahawu futhi wayelemikhonto. Wayesedlula ezinye zonke izizwe futhi wabaletha ekuzibuseni kwentanga yabantu, okwakusedlula loba yini leyo umuntu ake wezwa ngayo.
Futhi
yikho kanye lokho inhlanganiso zamasonto ethu la mabandla akwenzile lamuhla. Silezakhiwo ezinkulu zamabandla emhlabeni, silabantu abagqoke kuhle emhlabeni, silosizo oluphezulu lokufundisa olungalethwa. Njengamadoda kaSawuli afundiswayo, ayengathatha lowo mkhonto futhi babe ngawuhambisa futhi bawuchibilikise kwaze kwathi ezinye izizwe zabesabi. Babe ngabantu abafundisiweyo futhi lakho konke.
But one day there come a time that there was a challenger come out.
Kodwa ngolunye usuku kweza isikhathi lapho okwaba lomgolombi owezayo, futhi lokhu kwakhathaza ibutho lonke lako Israyeli, baze bema bethuthumela esicathulweni zabo.
Goliath made them a challenge.
Wabagolomba, nxa uNkulunkulu wenu eyilokhu elikutshoyo ukuthi uyikho, lifundisiwe kulabo bonke. Futhi wabagolomba abazange babekwazi lokhu okokwenza. Izikhali zabo ezinhle ezipholishiweyo azange zisebenze, imikhonto yabo ayizange isebenze. Kwakulento ababengakaze bazwe ngayo ngaphambili eyayithatha indawo. Futhi ngakho konke ukuhlonipha nenhlonipho yokwesaba uNkulunkulu, lodumo lesithunzi, lothando lobudlelwano besiKristu, ngithi lokho. Ngabala ngolunye usuku ephepheni lase-Afrika lapho khona indodana yethu kaKish, umgolombi wethu wobuvangeli, lapho uMohammed wamelana naye uBilly Graham, wathi nxa uNkulunkulu wakho enguNkulunkulu, makasilise abagulayo njengalokhu akutshoyo ukuthi uza kwenza. Futhi indodana kaKish kanye nebutho lonke bazithulela futhi bachiya ilizwe benqotshiwe. Kulihlazo uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu. Silamabandla ethu amahle, silokuvangela kwethu okuhle, silabahlabeleli bethu ababhadalwayo, silamakhwaya amakhulu, imiphongolo yesu eqonge phezulu elizweni, silamadoda alunge esibini, eyinye yemali eyiningi, silabakhaliphileyo, silesayensi yenkulu efika khona phansi emuthweni. Singakuchumayela, singakutsho, singavangela futhi silethe abantu phakathi futhi senze izigidi umnyaka ngomnyaka zabaphendukayo ebandleni. Abahlabeleli bethu ababhadalwayo, abavangeli bethu abakhaliphileyo, abakwazi ukuthi bahlangane njani lokugolomba okunjalo. Abazi lutho ngakho, abazi lutho ngamandla akhe asilisayo ngobhaphathizo lukamoya ongcwele, awamandla lawo angathatha ithunzi lomuntu ofayo ngemvukuzane futhi amkhulu. Abazi lutho ngakho, abakaze bafundiswe kuleyo nkundla njongo Saul leqembu lakhe elenziwa ngabantu ababeyikho. Kodwa ake ngithi ebantwini bakaNkulunkulu lakini bantwana ukuthi libe kwazi ukuthi uNkulunkulu akakuthiyi ungela mfakazi. Kungaziwa kuSawuli uSawuli wayengazi lutho ngawo, kodwa uNkulunkulu wayelo Davida omncane khona ngemva koqala kwenye indawo. Wayengadlisi izimvu ukhula lwezenkosi, wayezikhokhela ngasemanzini athuleyo lasemadlelweni aluhlaza. Wayekhathalela izimvu zikayise futhi nxa enye izimvu yayingena phakathi isitha ukubamba enye yezimvu zikayise, wayewazi amandla kaNkulunkulu okukhulula leyo mvu. uNkulunkulu ulokhu elo David kwenye indawo lo owazi ukuthi kutshoni ukukhulula enye yezimo zikaNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu. Ulokhu esazi konke mayelana ngakho. Wayethembile, wayengazi lutho mayelana ngesikhali sikaSawuli, futhi wayengafuni lutho lwaso, wayengafuni lutho ngenhlanganiso zamasonto akhe, wayengafuni isikhali esidala phezu kwakhe. Wathi angazi lutho ngaso, kodwa ngivumele ngihambe emandleni lawo engazi ngawo. Wayewondle izimvu zikayise, wayegcine amadlelo, wayeziphe uhlobo oluhle lokudla futhi zaphila futhi zaphumelela. Umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uza kuphila. Umalusi weqiniso uyazondla uJesu Kristu ofanayo izolo, lamuhla, lanininini. Futhi nxa isitha sibamba eyodwa emkhuhlaneni, uyawazi amandla kaNkulunkulu. Khangela uDavida omncane wema lapho, wathi lo mfo liqhawe kusukela ekuzalweni kwakhe, futhi kusukela ebutheni bakhe akazanga lutho kodwa umkhonto nesikhali. Ufundiswe kahle, isazi sezenkulu futhi awazi lutho ngakho. Wathi lokho kuliqiniso mnumzana, angazi lutho ngokufundisa kwakhe kwesayensi yezenkolo, kodwa kulento eyodwa engiyaziyo ikuthi lapho isitha singena phakathi ukuthatha enye yezimvu zikababami, ngahamba ngamandla kaNkulunkulu ngayikhulula ngamletha egcinakeni, ngambuyisela empilweni ekahle, ngambuyisela njalo emadlelweni aluhlaza alomthunzi nasemanzini acwebekileyo. Futhi uNkulunkulu owanikela isilwane ezandleni zami futhi ngasibulala lapho sithatha elinye lamawulu, futhi ngamvumela ngabulala ibhele. Kanjalo uNkulunkulu wasezulwini uzahamba lami ukubulala lumfilistiya ongasokwanga. Sifuna ukukhokhela kukamoya ongcwele. Angiwazi amalanga ami, akula owaziyo. Ngokunye ukusa ngangilele embhedeni wami futhi ngangilele futhi ngaphupha ukuthi uJoseph wayegula, futhi ngangimphakamisele ukumkhulekela. Futhi lapho ngivuka ngangihlulukelwe kakhulu, ngathi awu mhlawumbe uJoseph uzagula. Futhi ngakhangela ukuhamba phambi kwami kwelincinyane ithunzi elimnyama sengathi ngumbala onsulu, futhi wakhangeleka sengathi kwakuyimi. Futhi ngakukhangela futhi kusiza ngemva kwakungomunye omhlophe, futhi kwakunguye. Ngakhangela kumkami ukubona ukuba wayevukile ukuthi ngimtshengise. Wayengabona umboni kodwa wayelele. Ngathi oh, ngiyaxolisa Nkosi, kodwa leyo bekuyimpilo yami. Ubungifuqa entweni yonke engiyenzayo sonke isikhathi loba yini kusenzakala, ngangicabanga ukuthi nguwe okwenzayo, futhi ngiyananzelela ukuthi kwakungusathane ezama ukungisusa khatshana la. Ngathi nxa ungangikhokhela. Futhi lapho ngikhangela ngabona ubuso obuhle kakhulu engingakaze ngibubone emuntwini waye phambi kwami ekhangele emuva waphakamisa isandla sakhe futhi wabamba lesami futhi waqala ukuhamba ngalindlela umbono wangijiya isonto edluleyo ekuseni ngangivuka emasinyane lapho kwakungomgqibelo lombono ngihlezi ngikhathazekile ngihlezi ngicabanga ngokufa khona mina ngilamachumi amahlanu kuyi isikhathi sami angizange ngicabange kwakukude kakhulu futhi ngangimangala lokho engangiza kuba yikho kuleyo iyofani umzimba kamoya kungaba yikuthi ngingabona abangani bami abaligugu futhi thon inkungu encane emhlophe isedlula futhi isithi nangu ehamba umfowethu nevisi kumbe wayengeke athi sakubona umfowethu Branham futhi lapho uJesu esiza khona ke ngiza kuba ngumuntu njalo ngangicabanga lokho kanenge ngangiphupha ukuthi ngangiphandle entshonalanga futhi ngisiza phansi endaweni elotshani encinyane futhi umkami wayelami futhi sasigola inhlanzi zama-trout futhi ngama futhi ngavula isango futhi izibhakabhaka zazizinhle zazingakhangeleki njengalokhu ezikwenzayo esigodini labo zaziluhlaza futhi lamayezi amahle amhlophe futhi ngase ngisithi kumkami ngathi kwakumele ngabe saba lapha kudala isikhathi eside esedluleyo sithandwa wathi ngenxa yabantwana kwakumele kube njalo bili ngathi lokho futhi ngavuka ngacabanga ngiyaphupha kakhulu ngiyamangala kungani futhi ngakhangela phansi futhi wayelele eceleni kwami futhi ngaphakamisa umqamelo wami njengalokhu abaningi benu likwenza ngabeka ikhanda lami phezu emakhanda ombheda futhi ngabeka izandla zami ngemuva kwami futhi ngangilele lapho njengalokho futhi ngathi awu ngiyamangala nje lokho okuza kuba yikho okungane ngivele ngilamachumi amahlanu futhi kukanti angenzi lutho aluba kuphela ngingenza ulutho ukusiza inkosi ngoba ngiyazi angiyikuba ngofayo ingxenye yesikhathi sami ayisekho phose ukwedlula ingxenye uba ngingaphila ukuba mdala njengabantu bami loba kunjalo isikhathi sami esiyingxenye asisekho futhi ngakhangela lapho futhi ngangilele lapho ngilungiselela ukuvuka kwakuphose kube lihola lesikhombisa nta ngathi ngiyakhola ngiza kwehla ngiye ebandleni lamuhla ekuseni nxa ngitshe ilizwi ngizathanda ukuzwa umfowethu Neville echumayeli ngakho ngathi ukhangele yini sithandwa futhi wayelele ehoqa futhi angifuni ukuthi likweqe lokho kungiguqulile angeke ngibe ngumfowethu Branham ofanayo lo engangingunye futhi ngakhangela futhi ngezwe enye ilo iqhubeka isithi usanda kuqalisa nje phambili ngempi qhubeka uphikelela nganyikinya ikhanda lami okomzulu ngacabanga awu mhlawumbe bengicabanga nje njengalokhu ngiyazi umuntu angathola imkhumbulo futhi ngathi mhlawumbe ngikukhumbulile lokho wathi phambili ngempi qhubeka usiya ngathi mhlawumbe ngikukhulumile futhi ngabeka indebe zami phakathi kwamazinyo ami futhi ngabeka isandla sami emlonyeni wami futhi lapho kwabuya njalo kwathi qhubeka nje uphikelela aluba ubusazi nje lokhu okusekucineni komgwaqo futhi kwakungathi ngizwa uGraham Snelling kumbe omunye umuntu owahlabela leyo ngoma kanje bayayihlabela lapho u-Anna Mae lani lina lonke ngilangazelela ukubuyela ekhaya futhi ngilesizungu futhi ngifuna ukubona uJesu ngithanda ukuzwa lawo mabhera amnandi enkuthazo ekhaya kungakhanyisa indlela yami futhi kunyamalalise ukwesaba kuwe Nkosi ngivumele ngikhangele ngaphesheya kwekhetheni lesikhaya layizwa ihlatshelwa lapha ebandleni futhi ngezwa enye into isithi ungathanda ukubona nje ngaphesheya kwekhetheni ngathi kungangisiza sibili futhi ngakhangela ngesikhatshana nje ukuphefumula kanye ngasengifike endaweni encane leyo eyayitshekile. Ngakhangela emuva futhi mina ngangila ngilele embhedeni futhi ngathi le yinto
emangalisayo.
Manje angifuni likuphinde lokho. Lokhu kuphambi kwebandla lami kumbe izimvu zami engizelusayo. Loba kwakuyikho ngangulo mzimba kumbe phandle, loba kwakuyikuguqulwa kwakungekho njengombono engake ngaba lawo. Ngangikhangela lapho futhi ngikhangele lapho futhi lapho ngifika kuleyo ndawo encane angikaze ngibone abantu abaningi kangaka besiza begijima bememeza, "Oh mfowethu oligugu," futhi ngakhangela futhi abafazi abatsha mhlawumbe ekuqaleni kwamachumi amabili abo ichumi lasificamunwembili kusiya emachumini amabili babephosa ingalo zabo ngakimi futhi bememeza, "Mfowethu oligugu." Nanka amajaha esiza ebucwazicwazini bendoda entsha futhi lamehlo abo ekhazimula futhi ekhangeleka njengenkanyezi ebusuku obunyama, amazinyo abo emhlophe njengeparela futhi babememeza futhi bengibamba futhi behlaba umkhosi, "Oh mfowethu oligugu," futhi ngasengisima futhi ngakhangela futhi ngasengimutsha ngakhangela emuva emzimbeni wami omdala ulele lapho lezandla zami zingemuva kwekhanda lami futhi ngathi angikuzwisisi lokho. Futhi abafazi la abatsha bephosa ingalo zabo ngakimi. Manje ngiyananzelela lo ngumbuthano oxubeneyo futhi ngitsho lokho ngobunandi futhi langokuvuka kumoya. Madoda, lingeke libeke iy'ngalo zenu ebafazini kungelamuzwa wobuntu. Kodwa kwakungekho, kwakungela izolo kumbe ikusasa. Babengadinwa, babe angaze ngibone abafazi abahle njengalo empilweni yami yonke. Babelelwele ezehla phansi okhwaleni lwabo, iziketi ezinde zifika enyaweni zabo futhi babengisingatha. Kwakungeyisikho ukusingatha njengalokhu okukadade wethu ohlezi lapho ongangisingatha ngakho. Babengangiqabuthi futhi lami ngangingabaqabuthi. Kwakungenye into yokuthi angila ulwazi lwamabala olimi, angila mazwi okukutsho ukuphelela kungeke kukuthinte, hlenhle kungeke ngitsho kukuthinte. Loba ngapi kwakungenye into leyo engingakazi, kumele nje ukuthi ube khona. Futhi ngakhangela ngalindlela futhi langaleyo ndlela futhi babesiza ngezinkulungwane futhi ngase ngisithi angikuzwisisi lokho. Ngathi awu baya futhi nangu esiza uhoko. Lo kwakungumkami wokuqala, wagijima futhi kachongo ukuthi, "Ndoda yami," futhi wathi, "Mfowethu oligugu." Futhi lapho engisingatha kwakulomunye umfazi owayemile lapho owangisingathayo futhi ke uHope wasingatha lumfazi futhi ilo lalo futhi ngacabanga, "Oh, lokhu kumele kube ngolunye ulutho olwahlukileyo, akungeke kulenye into." Ngacabanga, "Oh, ngingafuna ukubuyela kuleso sidumbu esidala." Futhi ngathalaza khona njalo ngacabanga, "Kuyini lo?" Futhi ngakhangela kahle sibili futhi ngathi, angikuzwisisi lokho. Kodwa uHope wakhangeleka sengathi, "Oh, isethekeli esihloniphekayo." Wayengehlukanga kodwa njengesethekeli esihloniphekayo. Futhi ngezwa ilizwi khona-ke elakhuluma kimi elalisekamelweni lathi, "Lokho yikho owakuthumayelayo, kwakungumoya ongcwele. Lolu luthando olupheleleyo futhi akula okungangena lapha ungelalo." Ngizimisele kakhulu ukwedlula lanini empilweni yami ukuthi kuthatha uthando olupheleleyo ukungena khonayo. Kwakungela mhawu, kwakungela kudinwa, kwakungela kufa, ukugula kwakungeke phakathi lapho, ukufa kwakungeke kukwenze ube mdala futhi le babengeke bakhali kwakuyintokozo eyodwa nje oh mfowethu oligugu futhi bangihambisa phezulu futhi bangibeka endaweni enkulu ephezulu kacabanga angiphuphi ngikhangele ngemuva emzimbeni wami wami olele phansi lapho embedeni futhi bangihlalisa phezulu lapho futhi ngathi oh akufanelanga ngihlale phezulu lapho futhi nanko kusiza abafazi lamadoda kuwo wonke amacele khona nje ekuhlumeni kobutsha babo bememeza futhi umfazi oyedwa wayemile lapho futhi wamemeza oh mfowethu oligugu oh siyajabula kakhulu ukukubona lapha ngathi angikuzwisisi lokho futhi ke lelo lizwi elakhuluma livela ngaphezu kwami lathi uyazi kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi abaprofeti babuthaniswa labantu babo futhi ngathi yebo ngiyakhumbula lokho embhalweni wathi awu lokho yikho lapho ozabuthana labantu bakho ngathi khona ke baza kubaqotho futhi ngiyabezwa bona oh yebo ngathi kodwa kulesigidi akula abanenye kangaka uBranham futhi ilizwi lelo lathi abayisibo uBranham bona ngabakho abaphendukayo labo yibo owaba khokhelela enkosini futhi wathi abafazi la ocabanga ukuthi bahle babese dlula iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye ubudala lapho ubakhokhelela enkosini yikho kungayisiso simanga babe memeza mfowethu oligugu futhi bamemeza khona kanye but aluba ungazange uhambe bengingasoze sibe lapha ngathalaza ngacabanga awu angikuzwisisi ngathi oh ungaphu Jesu ngifuna ukumbona sibili but manje ungaphezulu nje kancinyana khona phezulu ngaleyo ndlela wathi ngolunye usuku uzabuya kubona wathi wathunywa ukuba ngumkhokheli futhi uNkulunkulu uzabuya futhi lapho ekwenza uzakwahlulela ngokuya kwalokho owabafundisa khona kuqala noba bayangena kumbe hatshi sizangena ngokuya kwemfundiso yakho ngathi oh ngiyathokoza sibili ngabe uPaul uzafanele ukuthi ame njengalokho uPetro uzamele ame njengalokho yebo ngathi khona ke ngachumayela lonke ilizwi abalithumayelayo angizange ngicezuke kulo elinye icele ngisiya kwelinye lapho ababhaphathiza ebizweni likaJesu Kristu ngakwenza la lapho abafundisa khona ubhaphathizo lukaMoya Ongcwele ngakwenza la loba yini abakufundisayo ngakwenza la futhi labo bantu bamemeza futhi bathi siyakwazi lokho futhi siyakwazi ukuthi sihamba lawo ngolunye usuku sibuyele emhlabeni but uJesu uzabuya futhi uzakwahlulela ngokuya kwelizwi owasithumayeza lokho futhi ke nxa usamukele ngaleso sikhathi vele uza kwamukela futhi wathi khona ke uzasinikeza kuye njengemiklomelo yakho yenkonzo yakho but uzasiholela kuye futhi sonke ndawonye sizabuyela emhlabeni ukuyaphila lanini nini ngathi sokumele ngibuyele kathesi na yebo kodwa qhubeka usiya phambili ngakhangela futhi ngangibona abantu la khatshana la engangikwanisa ukubona belokhu besiza befuna ukungisingatha bememeza mfowethu oligugu khona ke ilizwi lathi konke lokhu owake wakuthanda futhi lakho konke owake wakuthanda uNkulunkulu kuphile lapha futhi ngakhangela futhi nansi isiza inja yami endala yabuya ihamba nanti lisiza ibhiza lami futhi labeka ikhanda lalo phezu kwamahlombe ami futhi lakhala wathi konke lokhu owawukuthanda futhi lalokhu konke okwakukuthanda uNkulunkulu ukunikile esandleni sakho ngenkonzo yakho futhi ngazizwa ngisuka kuleyo ndawo enhle futhi ngathalaza ngathi ukhangele nasithanda wayelokhele futhi ngacabanga Oh Nkulunkulu, oh ngisize, oh Nkulunkulu, ungangivumeli ngiyekethise ngelizwi elilodwa. Mangihlale ngiqondile elizwini lelo futhi ngilithumayele. Angilandaba lokuzayo kumbe ukuhambayo lalokho omunye akwenzayo. Bangaki oSawuli baka amadodana kaKishi aphakamayo, bangaki labayana kumbe abanye. Ngivumele Nkosi, ngiphikelele ukuya kuleyo ndawo. Konke ukwesaba kokufa ngikhuluma lokhu leBhayibheli lami ngaphambi kwami lamuhla ekuseni. Ngilomfana omncinyane lapho oleminyaka emine ubudala omele akhuliswe, ngilenkazana eleminyaka eyisificamunwemunye ubudala futhi untanga labo engilokubonga ngabo labo asebathatha indlela yeNkosi. uNkulunkulu ngivumele ngiphile ukubakhulisa ekumesabeni uNkulunkulu. Futhi phezu kwalokho umhlaba wonke ukhangeleka umemeza kimi. Abafazi lamadoda beminyaka engamajumi ayisificamunwemunye ubudala layo yonke inhlobo, aluba ungazange uhambe besingasoze sibe lapho. Futhi uNkulunkulu, mangiye phambili ngempi, kodwa nxa kusiza ekufeni kangisiyo ngungunumo. Kungaba yinjabulo, kungaba yintokozo ukungena usuka kulokhu ukubola lehlazo. Nxa ngingenza phezulu ngaphesheya amamayila angamabhiliyoni alikhulu phezulu, ibhuloko eliyisikweya futhi lolo luthando olupheleleyo, istepusi sinye ngalindlela kuyancipha size sifike phansi lapho esikhuna kathesi. Kuba nje kuphela ithunzi lokubona leyo nto encinyane esingayizwa futhi siyibambe ukuthi kulenye into kwenye indawo asikwazi ukuthi iyini.
My precious friend.
Oh bangane bam abaligugu, bathandekayo bam, zithandwa zam zevangeli, bantwana bam abazelweyo kuNkulunkulu, lalelani kimi umalusi wenu. Lina ngifisa aluba kwakuleyinye indlela engingakuchasisa ngayo kini. Akula amanzi angenelisa ukuwathola, awatholakali loba ngayo, kodwa nje ngaphesheya kwalokhu ukuphefumula kokugcina kulento eyinkazimulo sibili ongakazi. Akula ndlela yokucasisa, akula ndlela, angingeke nje ngikwenze. Kodwa loba yini okwenzayo mngani, beka eceleni yonke into uze uthole uthando olupheleleyo. Fika endaweni ongathanda wonke umuntu, sonke isitha, yonke into. Lokho kuvakatsha okukodwa lapho kimi sekungenze ngaba ngumuntu owahlukileyo. Angeke ngitsho ngibe ngumfowethu Branham lo enganginguye. Loba indizamchina zinyikinye, loba umbane ubanele, loba inhloli ikhombele umbhobhokimi, loba kuyini okuyikho, akulanda ngiza kuya phambili ngempi ngomsa kaNkulunkulu. Ngoba ngithumayele ivangeli kusho sonke isidalwa futhi lawo wonke umuntu engingenelisa, ngibancenga ukuya kulelo lizwe elihle ngaphesheya. Kukhangeleka kunzima, kungathatha amandla amaningi, angazi ukuthi kuze kube nini. Asikwazi sikhuluma ngokwenyama. Kusukela ekuhlolweni kwami ngolunye usuku wathi ule minyaka engamajumi amabili lanhlanu yokuqina impilo enhle uqinini. Lokhu kwangisiza, kodwa lokhu kwakungesikho, lokhu kwakusikho kungenye into engaphakathi lapha. Lokho kubona kumele kugqoke ukungaboni, lokho kufayo kumele kugqoke okungafiyo. Amadodana kaKishi angaphakama, zonke izinto ezinhle abazenzayo angilalutho olubi lokuthi ngimelana lapo. Ukunikela kubayanga futhi lokuncela, futhi khumbula ngani uSamuel watshela uSawuli uza kuprofeta lawe, futhi abaningi balawo madoda abakhulu abashumayela abalamandla bangachumayela ilizwi njengezingilosi ezinkulu. Kodwa kunjalo kwakungayisiyo ntando kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayemele abe yinkosi ya mfowethu dadewethu. Wena vumela umoya ongcwele akukhokhele, kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje.
I'm so homesick and blue, I want to see Jesus.
Ngilesizungu ngokuya ekhaya futhi. Ngilangazelele, ngifuna ukubona uJesu. Ngizathanda ukuzwa lawo mabhera amnandi ekhaya. Ukungamukeli kungakhanyisa indlela yami futhi kunyamalalise ukwesaba konke. Nkosi, masikhangele ngale kwekhetheni lesikhathi.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view.
Nkosi, mangikhangele ngale kwekhetheni lezinsizi lokwesaba. Ngimbone lowo mumo womkhathi obaleleyo. Kuzaqinisa ukholo lwethu futhi kunyamalalise ukwesaba kuwe. Nkosi, mabakhangele ngale kwekhetheni lesikhathi. Ngileqiniso Nkosi, uba leli bandla elincane lamuhla ekuseni lingakhangela nje ngale kwekhetheni, hatshi okuhluphayo phakathi kwawo. Akusoze kube khona, akula kugula, akula lutho, kodwa ukuphelela. Futhi nje, ikuphefumula kanye, phakathi, kwalapha futhi, lalapha, kusukela esikhathini sobudala kusiya ebutheni, kusukela esikhathini kusiya laphakathi, kusukela ekukhathaleni kwakusasa futhi losizi lwayizolo, kuze kube yisikhathi samanje, salaphakade. Ekupheleliswei. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzabusisa wonke umuntu la. Nxa kula labo la Nkosi abangakwaziyo wena kuleyo ndlela yothando futhi ngeqiniso. Baba, akula lutho olungangena leyo ndawo engcwele kungela lolo hlobo lothando ukuzalwa kuthi. Ukuba ngozelwe kakuthi umoya ongcwele uNkulunkulu uthando futhi siyakwazi ukuthi lokho kuliqinile. Loba uba singahambisa izintaba ngokholo lwethu, uba singenza izinto ezinkulu, loba kunjalo kungela lokho lapho asingeke sikhwele lelo lele elikhulu phesheya. Kodwa ngalokho kuza siphakamisele ngaphesheya kweminako yalumhlaba. Ngiyakhuleka ba ukuthi uzabusisa abantu lapho futhi makuthi khona wonke umuntu ongizwileyo lamuhla ekuseni akhulumele iqiniso ukuthi ube ngufakazi wami. Nkosi, njengoSamuel wakudala ngake ngabatshela ulutho ebizweni lakho, kodwa lokho okuliqiniso bangabahluleli. Futhi ngiyabatshela kathesi Nkosi ukuthi ungihambisile kulelo lizwe futhi uyakwazi lokho kuliqiniso. Futhi kathesi Baba, uba kulabanye abangakwaziyo makuthi leli kube lihola abalithi Nkosi, beka phakathi kwami intando ukuba intando yakho, yenza kube njalo Baba. Futhi kathesi lina lamakhanda enu ekhothanisiwe lingaphakamisa izandla zenu futhi lithi, ngikhulekele mfowethu Branham uNkulunkulu ethanda phakathi kwami.
Now while you're right where you are,
manje la lisase lapho elikhulu nje kamnani, kungani ungathi kubaba uNkulunkulu ngaphakathi kwenhliziyo yami lamuhla? Ngiyalandula izinto zonke zomhlaba, ngiyalandula into yonke ukuze ngikuthande lokukukhonza impilo yami yonke, futhi ngizakwenza kusukela lolu suku kusiya phambili. Ngikulandele kuwo wonke umbhalo weBhayibheli lakho. Uba ungabhapathizwa, ubhapathizwe into yesiKristu. Ngizakwenza
Nkosi.
Ngingakemukeli umoya ongcwele, uzakwazi lapho uwamukele. Uzakupha isiqiniseko lothando olufunayo. Oh, ungabe wenze okwahlukileyo kwaba le mizwa njengokuthi ungabe wamemeza kumbe wakhuluma ngendimi kuhle lokho kodwa uba lolo thando lobuNkulunkulu lungekho lapho ngikholwe kathesi wothi Nkosi beka enhlizweni yami lasemphefumulweni wami ukufinyelela komoya wakho ukuthi ngingathanda nokuhlonipha ngibe lalolo thando lobuNkulunkulu enhlizweni yami lamuhla lokhu okuzangisa kulelo lizwe lapho ukuphefumula kwami kokugcina kungijiwe lapho usikhuleka khuleka wena ngokwakho kathesi ngendlela yakho wena khuleka cela uNkulunkulu akwenzele lokho ngiyalithanda ngiyalithanda lina madoda aligugu alezinwele ezimpulu elihlezi lapho elisebenze nzima futhi lapha abantwana abancane ukudla lina bayanga omama abadala elesule izinyembezi emehlweni abo mangiliqinise ngalokho dade wethu othandekayo akusikho ngaleyo ndlela ngangayo kokunye ukuphefumula ngaphesheya ngiyakholwa ukuthi ngempela kusegamelweni kuyisigaba nje leso esiphila phakathi kwayo lokhu nje ngokubola esiphila kukho kathesi kodwa thanda ngaphakathi kwami Nkosi intando yakho yenzakala khulekani lapho sikhuleka ndawonye ngokuhlonipha Nkosi phezu kwezisekelo zelizwe lakho lo moya ongcwele wakho siyathokoza sibili ukuthi siyakwazi lapho ukuzalwa kwethu okuvela khona siyathokoza ukuthi sasizelwe ngokungeyisiyo intando yomuntu loba ngentando yenyama kodwa ngokwentando kaNkulunkulu
and we pray today father that these who are now
futhi siyakhuleka lamuhla baba ukuthi laba asebe cela umusa woxolo ukuthi umoya wakho uza kwenza umsebenzi lokho akulandlela kimi yokukwenza ngingumuntu nje enye indodana kaKish kodwa siyakufuna moya ongcwele uNkulunkulu mangibe njengo Samuel lo okhuluma iqiniso lelizwe futhi uliqinisile lona kuze kube manje futhi ngiyakholwa ukuthi uza qubeka ingqela kuphela ngihlala ngiqinisekile kuwe bonke kathesi mabamkele impilo elaphakade baba lolu suku malungasuki ku eholeni lapho besiza ukuthiya lumhlaba makuthi lokho engukhulumileyo nje kuvuleke ukuba mqotho futhi lapho sihlala la singabafayo lamuhla sikhangele inkombalanga yethu sicabanga ngokudla kwethu kwantambama ngomsebenzi sas iminako lokutshikatshika kwempilo kakuyikuba khona leso sikhathi konke kuzachabala akuyikuba le minako futhi injabulo eyodwa enkulu yela phakade banike lolo hlobo lwempilo baba wonke umuntu futhi makuthi ngiyakucela lokho wena baba ukuthi umuntu wonke lo olapha lamuhla ekuseni ongizwe ngikhuluma lumboni makuthi ngihlangane labo bonke nganeni loba kungaba lamadoda la abangaphikisana lami labafazi futhi kodwa baba ungakuvumeli lokho kume endleleni yethu masihlangane labo phesheya khona futhi bagijime la futhi sibambane munye lamunye simemeza mfowethu oligugu makube njengalokho okwatshengiswayo lapho Nkosi emuntwini wonke bonke labo engibathandayo labo bonke labo abangithandayo ngiyakhuleka ukuthi kuza kuba ngaleyo ndlela Nkosi futhi ngiyabathanda bonke mababonakale ba ngiyabapha impilo elaphakade kathesi mabenze ingxenye yabo ukwamukela ngoba ngiyakucela ebizweni lika Jesu amen. Silesikhatshana esilutshwane ukukhulekela abagulayo. Ngiyabona silencane inkazana egulayo la futhi leninakazi elisesitulweni. Manje kubazalwane bami abaligugu kakhulu. Odadewethu ngiyacela ningaze lehluleka ukungizwisisa. Angikwazi lokho okwenzakalayo angikwazi lokho okwenzakalayo kodwa uNkulunkulu lapho ngisifa makuthi ngibuyele khona ngivumele nje ngibuyele kuleyo ndawo kulapho engifuna ukuba khona loba ngapi okwakukhona angizami ukuba nguPaul lo owahanjiswa ezulwini lesithathu angitsho lokho ngiyakholwa ukuthi wayezama nje ukungikhuthaza ezama ukunginika into encane ukungifuna ngiqhubekele phambili enkonzweni yami entsha ezayo kungazwakala kungelanhlonipho nxa ngingabala enye into lapho okomzuzu nje kungabe kulungile enye yemagazini yesizwe ekhokhelayo uBilly Graham uDokotela Billy Graham unxuswa ku-Islam kupheji eliphambili le-The African Times uhlolanja ngolwejumi lanhlanu 1960 umlobi wendatshana owayengumoslem uMuhammad ucabanga ukuthi izimanga kufanele zilandele ukuthunyayelwa kwevangeli likaKristu ofanayo izolo lamuhla lanini siyacaphuna kuyilokho uKristu wathembisa abalandeli bakhe lapho esithi lo okholwa kimi imisebenzi engiyenza uza kuyenza laye loba emikhulu kulale uzayenza ibandla selake lenza imisebenzi leyo izifanekiso zikaKristu eBhayibhelini lingakwenza lamuhla ibandla loba yiliphi lingehlukanisa ukwenza loba ingxenye yezimangaliso ezenziwa nguKristu kungesikho ukuthi imisebenzi emikhulu ungakwenza wena ungumuntu ngamunye odumileyo omela isiKristu uphakame ukuvusa abafileyo empilweni yenyanga ungahamba phezu kolwandle ungasilisa abagulayo futhi uphe ukubona kwabayiziphofu akusikho lokho okumayelana lephutha eliphezulu eliqanjiweyo elabekwayo ngamamuhemedi kumbe okubekwe kumbe isivivinyo nguKristu abalandeli nje ngezitsho zabanye kumbe enkolweni yakho ikakhulu endatshaneni yamamuslim kusobala isitsho esisodwa esiphendulelwayo emva kwesinye badumaza lumoslem kodwa wayeqondile kodwa nanku lokhu abakutshoyo impendulo enhle kulokhu ukubala iBhayibheli futhi nokwazi iQuran iQuran iyavumela ukuthi lavunyelwa ngokufananisa ukuzitsho kwesiMuhammad kuyamangalisa futhi kuyasedlula isiKristu KHUKHUMEZA ukuzikhukhumeza ngiyacabanga ukukhumbulela umlo kungenani usebambe isitsho esiqakathekileyo mayelana ngezimanga zisiba sebandleni kodwa lapha njalo siyathandabuza ukuqiniseka komlo ngoba ngubani ongakhombela phandle futhi ongalwisa izimanga ezenziwa ngu uhlonitshwa William Branham phambi kwamamoslem eSouth Africa lapho inkulungwane ezilitshumi zamukela uKristu njengomsindisi ngaphansi kwenkonzo kaWilliam Branham eDurban, South Africa nakwenye indawo kuwo wonke umhlaba kumbe ku-T.L. Osborne empumalanga yase-Afrika yebo sima amaphesenti alikhulu loBilly Graham sakhuluma isitsho sombuzo kasila lesi sitsho sombuzo kasila kuqakatheka kodwa phakathi kwakho kukhulu bangibiza bathi izinhlanga sasingazi lokho esasikwenza benza ukuba bafakaze ephepheni labo uqobo ukuthi uNkulunkulu wakwenza kungenani uNkulunkulu nje unguNkulunkulu lamuhla njengalokhu ahlezi eyikho ungekela ukucabanga ukuthi abakukhona abakubonikho akufihlwanga akwenzwanga ekhoneni futhi amakhulu ezinkulungwane zabantu behlezi lapho bakubona lokhu lapho bebona lo ogogekileyo umfana ohluphekileyo esiza lapho umoya ongcwele emtshela mayelana ngempilo yakhe lezinto nalokhu okwathatha indawo phakathi la Boots babona inkulungwane ezilithumi zamaMuslim beziphosa emhlabathini babhazalala besamukela uJesu Kristu njengomsindisi wabo. Silokhu silabo T.L. Osborne lokunjalo laba abalokhu besipha ukudla kwezimvu. Ngithemba umfowethu Osborne akaze abe phakathi kwamaMuslim okwamanje, but baya kodwa silokhu silonkulunkulu ongakhulula imvu esilwaneni, ongakhulula imvu kubhere. Kwangenzela kahle ukwazi ukuthi bakubhala futhi bakunanzelele, hhathi bacabanga ukuthi abangeki, bayahamba futhi beflathele futhi bathi zona lezo nsuku sezedlula. UMuslim wathi zingabe iBhayibheli lonke-ke teledli liphambukile likhonza umuntu owafayo futhi ibizo lakhe kwakunguJesu futhi wafa iminyaka eminingi edlulayo futhi akulanto enjalo njengaye evusile. Kodwa babengeke bakutho lokhu emhlanganweni waseDurban lapho wema esenza into efanayo leyo ayenzayo kwatshengisa kubo. Manje le nhlanganiso zesono kumele ziphendule umuntu yena sibili owabhala futhi wangitshela ukuthi kumele ngiphendulise imfundiso yami eBhayibhelini. Kwakunguye owabhala lokho ephepheni labo. UNkulunkulu uzabenza bamdumise loba kunjani. Manje-ke loba kanjani kunjani uzabenza bamdumise loba kunjani. Silencane inkazana egulayo ehlezi lapho. Lo ngumntanakho. Luyini uhlupho lwakho? Dadewethu.
Ma'am. Bring hemorrhage.
Ukopha ebucopheni. Oh yebo. Iminyaka emine ngoncwabakazi. Oh kungabe kuvela emaringo kumbe kwenye indawo phansi la Paul. Yiyo linkazana khona ke. Kulento eyodwa kuphela mama engasindisa inkazana lokho uNkulunkulu emazi. Ngiyathokoza ngalokho. Uke wayehla phansi ukuyamkhulekela mfowethu Neville. Usukela umfowethu Neville wehla phansi futhi wamkhulekela. Usebengcono silokhu silabelusi abakwaziyo ukudla kwezimvu. Luyini uhlupho lwakho dad othandekayo ohlezi esihlalweni lapho owakho imvukuzane? Awu nxa ngingakubuza enye into mhlawumbe khona lapho bangaki phakathi lapho abase besilisiwe imvukuzane? Phakamisani izandla zenu. Khangela lapha dade, uNkulunkulu ngumsilisi, siyakwazi lokho. Nxa ngakutshela ngingahamba phansi lapho futhi ngisuse lokho kopha kusuke enkazaneni futhi ngimenze asile, ngingakutshela okungayisiki kumbe ngisuse imvukuzane kulumfazi. Kodwa ngiyazi into eyodwa, kwakule bhele imvukuzane isimila ubumpumputhe kuthi loba ukufa yabamba eyinye yezimvu zikaNkulunkulu ngolunye usuku futhi ngasengihamba phambili ngamandla kaNkulunkulu futhi ngambulala futhi ngabuyisa leyo mvu. Kunjalo futhi siyaqhubekela phambili lamuhla singelanto enkulu okuthile lokuthile. Ngiya phambili esavutha esingelalutho somkhuleko uzamphendukisa. Uyakukholwa lo? Awukukholwa na dadewethu? Uyakukholwa la? Awukukholwa na dadewethu? Bangaki ngini abakholwa ngenhliziyo zabo kathesi? Kathesi khothamisani amakhanda enu lapho ngisiya emkhulekweni. Baba othandekayo, umfazi omutsha omuhle ulele lapho ongeke aphinde ahambe njalo futhi kube ahambe hambe ngaphandle umsizi isitha simbambile ungaphezulu kosizo lwaloba kuphi udokotela isitha simdonsile khona kude phezulu esikhaleni kuze kungabi lo dokotela ongenza ulutho kodwa akekho phandle kokusiza kwakho. Nkosi ukhona lapho ongabeka isandla sakho kuye esiyisekelweni selizwi likaNkulunkulu. Ngiyabeka izandla zami phezu komfazi lo omncane futhi ngiyalahla lokhu ukopha ebucopheni ebizweni lika Jesu Kristu. Ngiyambiza aphenduke abe ngumfazi okwanileyo njalo. Uzaphilela inkazimulo kaNkulunkulu. Makasile angene phakathi lokuphuma phandle kwebandla leli njengabanye abangenileyo phakathi okuhambelana nalokhu aphe udumo kuNkulunkulu. Ngakho kakube njalo ngo Jesu Kristu. Njengokutshaza kwenwele zakhe ngesikhatshana esingakanani futhi uzakuba kulelo lizwe ngaphesheya lapho engabona kungekho kuluphala njalo kodwa ubutsha kodwa abathandekayo bakhe babehlezi lapho bekhaya futhi bayamthanda. Isitha esikhulu esimbambileyo futhi samdonsela kude losizo lukadokotela isilwane esesabisayo semvukuzane. Nkulunkulu, ngiyeza emva kwakhe, ngiza ukumbuyisela. Ngiyachaya isilwane semvukuzane ebizweni lika Kristu onganqotshwanga. Kuye engummeli wakhe, makumchiye futhi makuthi asile futhi aphile iminyaka eminingi la kanjalo ekuhlonipheni lasenkazimulweni kaNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Manje ba osezulwini lokhu kungasikho ngesikhali esikhulu. Kungasumkhonto opholitshiweyo ulimi lolwazi lwamabala esikhulumi esithile kodwa kanye ngesijwayelekileyo isavutha esincane sokhulu. Ngiza ngilanda lomphefumulo lomzimba lo isitha semvukuzane esimbambileyo ngaphezu kosizo lukadokotela kodwa ngiyamlanda lamuhla ekuseni Nkosi ngimbuyisela emadlelweni alamathunzi aluhlaza lamanzi acwebileyo ebizweni lomnqobo uJesu lo engingumeli wakhe ngokholo oluqotho. Ngiyakholwa ukuthi uza kuphendukiswa ngamandla lawo alo umkhuleko esiwenzileyo. Makube njalo. Ngiyakholwa kule nkonzo yobhabhathizo ingabe ikhona. Lingaphakamisa ikhanda lenu okwesikhatshana nje. Umalusi ungitshelile nje abantu laba bayagula sibili sibili bazasila nje linga kulungile. Isithembiso sikaNkulunkulu asehluleki. Siyabalanda balenkonzo yobhabhathizo kulabanye abantu okufanele bahambe. Siza kuba lenkonzo njalo lobu busuku. Kungabe kulomunye ongeke abuye lobu busuku ongafuna ukuthi simbekele umkhuleko kathesi ongeke abe lapha lobu busuku. Lingabuya khona lapha ke lina elingeke libuye lobu busuku. Ngiza kuba lesikhathi esinene ngenze umzila wokukhulekela lobu busuku. Kumele babhabhathize abantu laba. Ulomfana omncane lapha kulungile. Yebo mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Kungabe kulungile. Nga ngingakubala mbayimbayi kumbe khona kathesi. Ngiyabonga nomzana. Manje nqa nje ungasipha omunye umzuzu kumbe emibili. Thina ke siza kuba lenkonzo eyobhabhathizo. Ngiyazi lingafuna ukuyibona. Futhi lalabo abafisa ubhabhathizo lamuhla ekuseni. Awu lina amaninakazi hambani la ukutshintsha izambatho zabo futhi la madoda ahambe kuleli icele. Futhi ke lapho ngisakhulekela abantu laba abagulayo khona ke lingabe lilungiselela inkonzo yobhabhathizo futhi labo kathesi aba manje lobu busuku ngizazama ukugijimisa umzila womkhuleko omncane lobu busuku khona manje masinya lapho bengena futhi sizaqala ebhukwini labase Efesu 1 lobu busuku futhi siza kuthokoza sibili kathesi ukuba lana phakathi nxa lingela bandla lokuya kuyo kodwa nxa lilomalusweni lebandla khona ke lingenele ebandleni lenu eliligugu lapho elisekela khona nxa lini elimele lihambe futhi liza kusuka kulesi sikhathi uNkulunkulu alibusise libe lathi njalo nxa lisenelisa sizathokoza ukuba lani ngabe ufuna ukukhulekela lawe mfowethu luyini uhlupho lwakho umfutho wegazi ophezulu manje abanye benu lapho likhothamise amakhanda enu umzuzu sifuna ukukhuleka baba ngiyakubonga lamuhla ngesavutha esincane so malusi umkhuleko owaletha isilwane ezinyaweni zaso futhi lewundlu elincane ladlukuzwa kuso futhi labuyiselwa kumama walo lobaba ngiyakhuleka mfowethu ngiyacela ukuthi uza kumletha egcinakeni phakathi laye Nkosi makuthi umfutho wegazi lezinhlupho zomzimba wakhe ziphele ngiyamlandela Nkosi ngimphendukise ebizweni likaJesu Kristu ngakho akube njalo amen uNkulunkulu akubusise mfowethu ngisehla phansi ngiyakubona ubambe omncane umfana oyisiphofu enye into engizathanda ukuthi ngitsho bengisiba ukugula kakhulu ngihlanza futhi ngacabanga angifuni liyeqe lokho nxa lingenelisa ngacabanga uNkulunkulu kuyini engingakupha nxa ngingezwa omunye esima phandle umkami engathi B kule ndoda emnene endala la ukuzokubona futhi nanku kungena omncane umfo olekhanda elingelanwele kanye le ndevu ezimpunga zilenga ebusweni bakhe angangena phakathi ethi ungumfo wethu Branham ngingathi yebo mnumzana nginguye ibizo lami nguSimon abeke isandla sakhe phezu kwami futhi angikhangele okomzuzu athi ulikholwa umfo wethu Branham yebo konke kuzalunga Simon Petru waseBhayibhelini ukuthi ngingakuthakazelela kanjani lokho wayengasoze atsho okuningi abeke nje isandla sakhe phezu kwami kungalunga konke futhi-ke lokho okwabuya kimi ngosizo lukaNkulunkulu futhi langomusa kaNkulunkulu kulamashumi ezinkulungwane zabantu abakholwa into efanayo nxa ngingeza kibo futhi ngacabanga Nkosi makuthi ngifike emuntwini wonke engingamenelisa khona-ke makuthi mina nje ngacabanga nxa uSimon kumbe nje uPawulu abanye babo nje bangene futhi bathi ungumfo wethu Branham yebo babeke izandla zabo phezu kwami futhi bangikhangele futhi bathi kulungile wethu Branham hamba nje phansi ngingasila ngingaba kahle sibili ngathi fani isibindi sami singaphakama khona khonapho ngingathi ngiza kuba kahle yebo mnumzane futhi kulabantu abakholwa leyo nto efanayo lamuhla futhi yikho lokhu engiza lapha ukuzokwenza ukubeka izandla phezu kwakho ngicele uNkulunkulu ngifuna ukuhamba lalumfana omncane dade okomzuzu nje ungomncane umfana oyisiphofu ube yisiphofu okwesikhathi eside okunganani kusukela ezali sabona mfana omncane o ukahle sibili mfana omncane oh uNkulunkulu olomusa ngaphezu kokusiza kwabodokotela ekuzalweni kwalumfana omncane ezelwe eyisiphofu futhi akenelisi ukubona lo omuhle umfana omncane omuhle futhi isitha ngaphambi kokuba lumfo omncane abe lethuba empilweni wamdlukuza ngaphezu kosizo lukadokotela ngakho sengisiza ukumlanda lamuhla ekuseni Nkosi lesi esingasilutho isavutha esincane somkhuleko ngivumele ngimbuyise uNkulunkulu ngihlangana lesitha udeveli ebizweni lika Jesu Christ futhi ngiyamletha lumfana kuNkulunkulu ngiyabizela amehlo akhe kuNkulunkulu ngimbuyisela lokho uSatan aphange khona makabe la ebizweni lika Jesu Christ kuza kuba njalo kathesi kakube njalo manje tatewethu othandekayo kathesi ungabi ngitsho le thonsi elilodwa lokuthandabuza ukuthi lumfana omncane uza kuba kahle futhi ngifuna umlethe lapha ebandleni futhi utshengise abantu usebona manje awungeke na umnike ukubona kwakhe ebizweni lika Jesu Christ.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, the night, this little.
Nkosi Jesu ukubeka lo omncane esinikele umkhuleko omkhulu kangako ngaye kodwa lamuhla ekuseni ngiza njalo ebizweni lika Jesu Kristu ngithwele lesi savutha esincane owangipha sona futhi usungisizile ngalokho Nkosi ngamandla akho ukuthatha iphandle komlomo wemvukuzane phandle komlomo wokufa ngokwakho ukuvusa abafileyo emva kokuba sebemenyezelwe ukuba bafile futhi belele bewomile futhi beqanda ngiza emva kwalesi sitha ebizweni lika Jesu Kristu ngakho umbuyise ekuphileni okuhle njalo Nkosi kuvumele khona ngakho kakube njalo okodumo lukaNkulunkulu. Futhi uzokhulekela ulikholo Nkosi ngiyamletha kusizo lwalesi isavutha esincane ebizweni lika Jesu Kristu makumthiye futhi kungaphenduli. Awu leso savutha esincane esifanayo leso esahamba safumana umfowethu hali futhi lasendodakazini yakho futhi lawo manje baba osezulwini ngiyalanda isini ngisebenzisa lesi isavutha esincane owangipha sona ngoba wathi uba ungenza abantu bakhulu futhi uqiniseke lapho ukhuleka lelo dwala elincane lizangena esigabeni sokubulala makuhambe kathesi Nkosi lapho ngikuthumela esicelweni sakho ebizweni lika Jesu Kristu makube njalo amen. Kulungile tatewethu manje thina si imizwa engaphezulu kosizo lwabo dokotela bangakunika enye into sengathi iya kuthulisa kodwa kuza kwenza wedlulise emva kwalokho yebo manje khangela sesiphuma sikulanda khona lamuhla ekuseni sesiphuma ukuliphendukisa Nkosi Jesu amatshe amancane amahlanu UKHOLO futhi lesavutha somkhuleko futhi ngiyaphendukisa njalo udadewethu kuzibopho zokuqhazela laphaya ngiyambuyisela njalo ekuthuleni lemadlelweni aluhlanga ale mithunzi lamanzi acwebileyo ngiyakwenza lokho ebizweni lika Jesu Kristu. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it. All right. Thank you, Jesus.
Baba Nkulunkulu, linkazana encane, siyathokoza kakhulu ukuthi bekungayisikho ukugoqana kwemsindo, kodwa kungenayo lalokhu okuyikho. Kulokhu kusemandleni akho Nkosi, futhi ngiza lesavutha esincane sokhulu laleli ilitshe, futhi ngiyafuqa leli ilitshe ngamandla wonke engingaliphosa ngalo ebizweni likaJesu Kristu. Malinembe imaka udadewethu makaphile, ngenza lokhu ebizweni likaJesu Kristu. Lapho lumama omncane futhi lomntanakhe omncane afuna ukuhlangana laye khona ngaphesheya kwelinye icele kulelo lizwe eliyinkazimulo ebekade ngikhuluma ngalo, futhi baya umama akayi kuphila kuze wondla umfo omncane, futhi lo mfo omncane ngangeke aphile isikhathi eside kungela sizo lwakho, kodwa ngiza lesavutha kanye lamandla wonke, futhi lokukhombela lokhu engingakwenza esitheni, futhi ebizweni likaJesu Kristu ngiyazunguza lokhu kuye. Baza kusila okwenkazimulo kaNkulunkulu ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Oh, lokho kuhle kakhulu. Ngiyathokoza. Aw. Leyo nkonzo. Khona ke kwakuyinkonzo enkulu yokukhombela abantu phandle. Yayikhombela emsebenzini. Baba wethu osezulwini, uSathane udlukuze lumama omncane ngaphezu kosizo lwabo dokotela laphaya. Bangaphosa umuthi ngaleyo ndlela. Nkosi, lokho kuzamdabula kuphela. Lapho lalapho kumenze kube nzima ukuthi azi lapho akhona. Futhi ke lapho evuka uyabe esisimeni esedlulisileyo. Kodwa ngiyeze nalesi savutha sokhulu silelitshe ngiqondise ngokukhombela okuqondileyo, ukuphointela khona nta ebizweni likaJesu Kristu. Ngiyasusa lokhu kuqaqazela kuyo enkazimulweni kaNkulunkulu. Amen. Nkulunkulu othandekayo, umfowethu George elele laphaya esifo kungasikude, ngabona lokhu ukholo olwamenzela khona. Manje ulo mkhuhlane wamajoyini Nkosi, siyananzelela ukuthi bengamupha umuthi ikhotisoni, into engathundubeza ubuhlungu, kodwa akusoze kukhuphe leyo nto. Ngakho siyaphointela lomkhuleko ebizweni likaJesu Kristu, makuthi umkhuhlane wamajoyini uhambe, makahambe ngekhaya futhi asile. Ngiyabonga mfowethu. Unjani Sithandwa? Oh mina bo, kuvala indlela. Uyezwa na? Aha, okungaphezu kosizo lwabantu abafa. Ulikholwa enkosini uJesu. Ngibona umfazi omuhle khona. Ngani? Kwezinye zalezi insuku uzakuba mutsha njalo. Ninini? Ngiyazi ufuna ukuphilela kathesi inkazimulo yakho.
Your son. Your son. Been gone for over 2 years.
Indodana yakho awukwanisi ukumthola. Oh, waqhubeka esiya. Oh, lokho uchaywe ukudabuka. Yebo Dade othandekayo, ngifuna ufike lapho ozwa kuhle. Uke wawuzwa umbono lamuhla ekuseni. Awu, wena umtshele. Awu, uza kutshela lo okwenzakele ngaphesheya nje ngokuphefumula kwakho lapho. Lowo mfana oligugu ukulindele uza kuba mutsha njengayo. Thanda, thanda nje. Baba osezulwini othandekayo, umjaho wempilo ugijinyiwe, akusela okunenge okuseleyo. Futhi lo mfana wakhe oligugu khona nje ngaphesheya komfula, nxa waye ngakhangela emuva, wayeza kuthi okwensuku ezilutshwane nje ulindele isikebhe Nkosi esizamdlulisa enkungwini kusiya kulelo lizwe eliyinkazimulo. Mbusise yena Baba, futhi ududuze inhliziyo yakhe, futhi makuthi lokho kube yikubanjaniswa kakutsha okukhulu ngaphesheya komfula nje.